Ngiyabonga mfowethu Carlson njalo ukubingelela kini lonke bazalwane labo dade abakhonza inkosi. Kuyi mina kwezinye izikhathi ngizwa ngithikaza ukuphakama lapho ngilalele obufakazi obuhle kanje futhi lokunjalo njengalokho ebe kwenza ekuseni. Futhi ke isakhamuzi esithile ekuhluphekeni lokuhlukunyezwa njengomzalwane lo dadewethu be-Baptist abadlule kukho. Mina ngike ngaba ngumbaptist ngokwami, umissionary baptist, futhi ngisazi ukuthi kutshoni lapho abantu benu. Mina ngangilokufanayo, izihlobo zami zangilandula, futhi bacabanga ukuthi bengangixotshela kude ngoba ngase ngihlanya. Futhi ngathola njalo ngihleli ngikutsho ngendlela ebhodayo, nxa ngihlanya ngitshiyeni ngedwa ngoba ngiyajabula kulindlela ukwedlula ingqondo yami isalungile. Ngakho kungani yifilosofi engimi ngayo eyami futhi ngokuqiniseka bengijabulela lesi sikhathi sokuba ngalindlela. Futhi umzalo nomncane we-Church of Christ lapha njengoba sivame ukulitsho kumbe iCampbellite, futhi ngiyakhumbula babedinda kanzima bemelana lemihlangano sisaqalisa. Kodwa uyazi sasilomunye ibizo kunguPaulu, ngesinye isikhathi wayenjalo futhi wase siba ngomunye wethu. Ngakho kuliqiniso ngicabanga ukuthi abajwayele ukudinga impilo oyiphilayo, uyazi kungcono ukungiphilela intshumayelo kulokungitshumayeza yona loba yisiphi isikhathi. Ngesinye isikhathi esedlulele, umtshumayelo omkhulu, indoda elungileyo yevangeli eligcweleyo lonke liyamazi, ngiyacabanga uRev Booth Clipboard utshumayela ivangeli ngendima ezisikhombisa ezijiyeneyo uhlakaniphile, futhi mina siqwaga sengqondo, futhi sasihamba sonke ngesinye isikhathi, futhi la nomfowethu Mo, futhi la njalo sasixoxa ngokuthile, futhi mina ngangiphikisa njalo wangikhangela wathi, awulazi iBhayibheli lakho, liyazi ukuthi umfowethu Booth ukukhuluma njani? Mina ngathi, liqiniso mfowethu Booth, kodwa ngiyazi umlobi ngokuqotho. Ngakho ngifuna uyazi hatshi ukwazi ilizwi lakhe kuyimpilo, kodwa ukumazi yena kuyimpilo. Kulungile bona loba ngiyalazi ilizwi lakhe nxa ngingaba mazi yena, futhi lokho sibili liqiniso. Mina bengilikuseni ngixawula izandla ngobudlelwano obuhle la babathumayeli, futhi ngihleli phansi la bekule angitsho ukwenza omunye abonakale egcekeni, kodwa lindoda ensundu yeza mzalwane yahlala phansi lapho, ngathi kunobhala wami la nanguya umKristu oqotho. Liyangikhumbuza kakhulu umdala Smith owayejwayele ukuba ngowe Church of God in Christ. Ngiyakholwa ngangijwayele ukuthumayela kakhulu phansi le, futhi ngiyambona kathesi wayekhangeleka angathi ngumzalwane la kuphela wayelendevu ezimhlophe ezemlonyeni. Ngangibuya ngomnyango wangemuva, futhi angiyikhohlwa inkulumo ayejwayele ukuyitsho lindoda endala, khangela phezulu njalo abangcwele bonke behlabela, uyazi. Futhi kwakule ntombazane encane owayejwayele ukuhlala ejikweni, ingoma yami engiyithandayo ngethi mphakamseleni yena phezulu. Bonke babe akeza izandla zabo uhlobo lwePentecost, uyazi, mphakamseleni yena phezulu. Babe ngithanda futhi la ngibathanda. Futhi lapho singena wayejwayele ukuhlala lapha lekhanda lakhe linje etafuleni njalo ebakhangele nje, uyazi, wayethi ngene mdala, hlalisa ingwane yakho. Umzalwane lapha njalo ngafunda lapho ke ukuthi omunye wabahlabeleli bengoma zevangeli ngumkakhe, futhi ngenza ukutshengisela konke engangingakwenza ukuthi ahlabele. Futhi manje ke ngicela ukungabizwa, futhi ngiyazi ukuthi lokho kutshoni, kodwa ngizamema ngokwami nxa esenelisa aze njalo ahlabele. Awusuye udade owahlabela leya umkhumbe ahoyi, enye ikuseni amadoda angosomabhizimisi esiKristu Kathesi ngethemba ukuthi umngani uzaphakama livili futhi ngifuna alize ngoba sengizigukhumeze kakhulu. Nxa ungakukhutha kutepu sizakulungisa. Ngiyakuthanda lokhu kuhlabelela okuhle futhi ngangijwayele ukutshela abantu angenelisi ukuhlabela. Oh, mina bo ngikude okuyizigidi zamamayila kulokho, kodwa ngathi nxa ungafika ezulwini uhlale endlini yakho enkulu, uyazi phezulu le. Ngathi phansi ekucineni koqaqa phakathi egangeni le kulendlu encane, leyo izabe ingeyami futhi. Olunye lwekuseni lokhu lapha uphuma egumbini futhi uzwe omunye umuntu emi lapho ehlabela umusa omangalisayo. Behlabusa kangakanani ukuzwakala kwabo kwasindisa isihlupheke esinjengami. Uthi kadunyiswe uNkulunkulu. Owethu Branham Mdala ufinyelele kuzabe kuyimi phesheya le ngilalele ngizama ukuhlabela. Kini bazalwane bami besiKristu, futhi ngiyakholwa omunye umzalwane umazise kithi lokhu kusa njengomthumayeli wesibhuda lapha ukubingelela kuwe mngane wami omuhle. Futhi ngisebenzelane hatshi kakhulu kodwa nabantu besibhuda futhi ikakhulu eCanada phakathi kwabantu besiChina, njalo ngabathola belothando futhi behlabusa. Mina ngiyakhumbula umbhuda omncane ethempelini likabhuda weza kwimhlangano yeWinpeg futhi wayeyisiphofu. Bancane kakhulu abantu abancane abahlabusayo futhi ngeqiniso bakholwa ukuthi uNkulunkulu wayengumsilisi. Futhi sisamkhulekela njalo ephindaphinda ukuthi umthanda kanganani uNkulunkulu. Futhi khonapho amehlo akhe avuleka futhi kwakuyinto enhle. Ngakho siyathakazelela amadoda onke labantu bonke. Manje anzange ngibele thuba leli emuva eChicago ukuzama ukukhuluma. Kusitsho ukuthi ngeke ngizame ukuletha umbiko othi ngoba abachumayeli lapha bayenelisa ukudlula mina ukuletha umbiko. Kodwa futhi emva kwakho konke alilandanga ukuzozwa umbiko. Kodwa ngicabange ukuthi kungaba isikhathi esikhazimulayo ukuthi ngihlangane labathumayeli beChicago isifunda lesi la futhi ngazane labo kakhulu futhi sazane kakhulu. Futhi ngeqiniso ngiyabonga iNkosi ngaleli thuba ngoba ngizile kuleli dolobho izikhathi ezinenge lapha phansi kosekelo lwebandla linye, njalo phansi kosekelo lwamadoda angosomabhizimusi esiKristu. Ngakho-ke ngingela thuba lokuzicaza ubudlelwano labazalwane. Futhi ngakho ngacabanga njalo kunenge okulandela intshumayelo enje ukuphuma lokungena futhi phansi laphezulu kuze kube lula kwezinye izikhathi ukuthi umuntu athole umbono omubi. Futhi ngifuna ukuthatha imizuzu elandelayo ukuzama ukucasisa futhi ngikubeke emgceke kubazalwane bami ucace ngendlela engenelisa ukwenza ngayo. Futhi angenelanga futhi angenelisi ekwenzeni inkulumo engakhanya icace kumadoda afundileyo. Mina angila mfundo njalo ngiyasilela lokho, kodwa be iNkosi ngiyayithanda futhi iNkosi yanginikeza mhlawumbe enye indlela yokuzuza imphefumulo ngesipho sikamoya ukugcwalisa umkhandlu engangingenelisi ukuphiwa ngabazali bami imfundo kusukela emzini wemuva engumyanga. Futhi labantwana abalichumi uyise ogulayo, njalo angitholanga ithuba lokuthola imfundo. Ngakho-ke kodwa ekuzalweni kukhona okwenzakalayo okwa isenzakalo loNkulunkulu kubaba lomama, futhi lifundile indaba yami. Futhi ngalokho ngiyazama ukubeka ingxenye yami lani bazalwane bami ukuhuga izoni kuKristu. Futhi kathesi mina angisiyo inkoleleze, kodwa ngihleli ngingakavuli ilizwi ngithanda ukukhuluma lomlobi kancane futhi singakhuthamisa amakhanda ethu njalo okomzuzu. Baba wethu othandekayo, wena unguNkulunkulu wethu futhi sikulanda wena simele ivangeli. Mina ngilapha phambi kwabantu nabakho abafundisi bakho futhi labazalwane bokholo oluligugu olufanayo. futhi kujabulisa kanganani inhliziyo yami ukuzwa la madoda angela kuqondwa kuhle futhi bathunyelwa ezintolongweni ngenxa yobukhosi bukaNkulunkulu. Bona ukuthi ubiza njani abantwana bakho emalangeni okucina. Futhi siyakholwa ngeqiniso Baba ukuthi siphila ekuphetheni komjaho. Njengomprofeti wathi kuzaba yikukhanya ngesikhathi santambama. Futhi sikholwa lamuhla ukuthi siyizithunywa zalokho kukhanya kwevangeli ukuthi ngomsa wakho usivumele ukuthwala kuze kube semkhawulweni womhlaba lapho limvuselelo esifike khona. Futhi ngiyakhuleka Baba ukuthi kusukela enhlizweni yami ukuthi wena uza ngenza ngizitshengisele kubazalwane bami ngikuseni isisusa lenjongo yempilo yami kuwe ukuze bazwisise. Kunikeze ukuze sibe lothando olupheleleyo futhi ubudlelwano futhi ukusebenzelana emsebenzini wevangeli ngoba siyakucela ebizweni likaJesu owakhulekayo ukuthi singaba munye njengaye loyise ba munye. Sikholwa lokho ukuthi ngalokho bonke abantu bazakwazi ukuthi lingabafundi bami lapho lilothando omunye komunye. Amen. Manje nje futhi ngiyathemba njalo ngithemba ukuthi angilidini bazalwane labodade. Phezu kwalokho kodwa ngithanda ukuzicasisa ukuze lingezwa okuthiwo ngomunye. Futhi ngicasisile izikhathi ezinenye kweminye imihlangano yabathumayeli kodwa lokho ngokokuqala kwami kuliqembu leChicago njalo ngithanda ukuzenza ngazakale kuhle lokho engizama ukukwenza. Kuvangeli elidala elibusisiweyo la isahluko 26 sencwadi yemsebenzi siyafunda. Ngakho Nkosi Agrippa kangalanga ukulalela umbono wezulwini. Lo siyazi nguPawulu ekhuluma. Lo thina sonke njengabathumayeli sithanda ukukhomba kuye ngoba wathina simunye. Sikholwa ukuthi wayengumpostoli kubandla labezizweni ukuthi uNkulunkulu wambiza ukuthi abe ngumfakazi kwabezizweni. Futhi intshumayelo yakhe yayisibangele umbuzo. Futhi ngokujwayelekileyo noma yini engavamanga iphuma iyabuzisiswa. Futhi ngiyacabanga ukuthi akusiyona into edlula okuhle kufanele kubuzisiswe. Futhi ngicabanga abafundisi kwezinye isikhathi bayacabangela ngezinto abazizwayo njalo ngicabanga ukuthi balelungele ukuba njalo ngoba nxa ngizwisisa ingcazelo yegama umfundisi litho umalusi. Futhi ngakho ungumondli kumbe umalusi wexuku lamadoda labafazi umoya ongcwele omenze waba ngumboniswayo futhi ulelungelo lokwazi ukuthi luhlobo bani lokudla izimvu zakhe ezikudlayo futhi lalapho okuvela khona. Ngicabanga ukuthi ulelungelo kulokho. Futhi nxa umelusi kumbe kwesinye isikhathi abantu bekhanya besula kancane lokho ngitsho akumelanga kuhluphe muntu. Kufanele kulethe inhlonipho enhlizweni yomuntu kumuntu wabo omileyo ongakubuzisisa. Futhi phezu kwakho konke nxa ungaqinisekanga ukuthi uqondile uzahamba njani ngokholo. Nxa ungabeka engqondweni yakho kathesi lokho kukhanya njengokwengqondo okungaba yikho mhlawumbe futhi kuyikho kodwa kulungile. Kodwa nje ngokuqiniseka kusukela enhlizweni yakho ungacabanga ukuthi awuyiku phakama usuka etafuleni mhlawumbe awungeke. Bona ule kulula nje ufanele ukholwe, ufanele ube lokholo, ufanele ube lesiqiniseko. Futhi ungaqiniseka njani entweni ongakwazi ukuthi lawe uyangapha? Ngingahamba njani ngomgwaqo engingakaze ngibe ku ngesiqubu esile ngozi futhi lasemjikweni ngingazi ukuthi kulani ejikweni elizayo? Kumele ubone lapho oyakhona kumbe awukwazi ukuhamba futhi yiyo indlela wonke okumele abe yiyo. futhi ngakho nga usenelisa uyayibona kwanjulwe kuwe futhi uyazi lapho oya khona ngakho ke akukho ukuza kumisa futhi ngicabanga uPaul lokho ayezama ukukusa uAgripa lapho ukuthi wamtshela ukuthi ngake ngaba ngomunye wenu futhi ngiyakholwa mhlawumbe nxanxa lumzalwane weBaptist futhi engaya ebandleni leBaptist ekuseni yena lo mkakhe lokho mhlawumbe kungaba yibufakazi babo ngake ngaba ngomunye wenu kumbe iChurch of Christ kumbe umzalwane weCampbellite la engahamba ebantwini bakhe ngiyakholwa kubizwa igama elingcono abalandeli bakaChrist bekubiza kodwa kungokwemfundiso kaAlexander Campbell futhi ngakho iChurch of Christ yasuka kuwe ngenxa yokukhalisa amacaca uqondile akusikho futhi nxa engabuyela kubo engathi ngake ngaba ngomunye wenu futhi uPaul uyaphindela lapha kuNkosi uAgripa loFestus njalo wathi ngake ngaba ngomunye wenu ngangingumFarisi wabaFarisi yena weza phansi kukaGamaliyeli umfundisi omkhulu njalo wayesazi imithetho yonke njalo lezimiso futhi labakukholwayo njalo labangakukholwayo futhi wathi lakanye ngangilihlukumeza ibandla likaNkulunkulu kwaze kwaba sekufeni bona yena wathi into engilombuzo ngayo ngangingumlali wayo futhi ngihleli ngicabanga ukuthi ukufa kukaStefan kweza kuPaul ngoba ebona ukukhazimula ebusweni bukaStefan lapho ekhangela phezulu namagade amtshaya waze wafa futhi wathi ngibona uJesu ehlele esandleni sokudla sikaNkulunkulu futhi uyazi ungabulala isithunywa kodwa ungeke ubulale umbiko waso futhi umbiko loba uStefan wayesehambile ukuya kuma loJesu lokho umbiko wakhe wawuqhubeka ngoba uPaul wala ekhuluma ngakho futhi ungoncane wabo njalo wayengafanele ubizwa ngokunjalo ngoba wayefakaze futhi wanikeza imvumo yakhe ukubulala lomuntu ongcwele futhi njalo uPaul njengokufanele kwenziwe ngamadoda onke uPaul uthatha isenzakalo sakhe emuva kusukela ekuqaliseni kulokho ayeseyikho khona njalo wasibeka futhi wasisekela phezu kombhalo ukutshengisela ukuthi ayekwenza kwakusembhalweni loba kwakuphikisana lenkolo yabo lokho wayebatshengisa ukuthi ngumbhalo ngakho ke ngicabanga ukuthi noma yini njengoba ngihleli ngisitsho bazalwane lina ebelisemhlanganweni ukuthi nxa ngifunyanwa ngikhuluma okungekho empalweni ngakho ngicabanga kuliqiniso ukuthi kumbe loba kuphi umzalwane kumele size omunye komunye sithi akutholakali eBhayibhelini lokho uyabona nxa kuseBhayibhelini ngaba lengcazelo ehlukeneyo kodwa nxa kusempalweni kuhle manje uPaul wayenikeza ingcazelo eyachiwo ngumprofeti futhi lo Mose akuchoyo kwakusenzakala futhi wahlangana lo Jesu endleleni ngombono futhi lo uJesu wambiza yena okokuthi bekungafanelanga kube yinto enzima uMajuda lawo njengoba watsho mhlekazi ohloniphekayo Festus futhi lokunjalo ukuthi bekuzaba ngokumangalisayo kuwe ukuthi uNkulunkulu engavusa abafileyo bona ngoba nxa usazi lokhu uNkulunkulu ayeyikho emuva le ngembhalo ngeqiniso ubuya kwazi ukuthi uyenelisa ukuvusa abafileyo futhi wathi wayebani ke isenzakalo sakhe esemangweni esiya eDamaseko okwenzakalayo ukuthi benza babekwazi ukuthi uJesu ukuthi babe dala ingxabangxoza mayelana ngaye elithumayela lona kwakuNkulunkulu uqobo ababemkhonza isikhathi sonke lesi ngoba wayesenhlanela yena owayebakhokhela eyikukhanya lokho umlilo insika yomlilo eyabakhokhelayo futhi wabonakala uPaul ngokufanayo ukukhanya njalo okwamenza wampuputhela futhi wabuza ungubani wena Nkosi futhi yena wathi nginguJesu lo wena omhlukumezayo futhi kunzima ukukhahlela izicijo futhi wayezama ukucasisa kubo ukuthi kwakuyini futhi wayezama ukubafundisa lokho ayekwazisa ebantwini lokho kwakungu ukuthi uJesu Kristu wayengumesiya lokuthi wayefile futhi uNkulunkulu wamvusa yena kwabafileyo futhi lokho kwakumayelana lombhalo futhi lokho manje wayenyukele phezulu uNkulunkulu uyise futhi ukuthi wayengumfakazi wovuko lwakhe futhi ukuthi lezi zimanga lezibonakalisi lezimangalisi ezazingajwayelekile ebantwini zingezintsha kweliqotho elombhalo ikholo ngoba iBhayibheli lalikhulume ngakho khangela emuva kubaprofethi ukuthi babe profeta njani ini uMesiya esiza futhi ayeza kwenza yena abagogekileyo babeza kweqa njengendluzele ku-Isaiah 35 futhi le mibhalo ehlukeneyo leyo ayengaba ekhombe kuyo thina asilakho kulotshiwela kodwa mhlawumbe ukubuyela emuva njalo sikhomba inkulumo yakhe emfitshane phambi kwamakhosi ngoba babengeke babekezele ngaye njengalokhu eliyikho ngami ngakho futhi wayekucasisa futhi ezama ukubatshela ukuthi uNkulunkulu uqobo ababemkhonze futhi ke njalo wathi ngendlela abathi yibuhlanya lokho yikuhlanya bona ngendlela abathi yibuhlanya yiyo indlela engikhonza ngayo uNkulunkulu elimkhonzayo bona ngendlela abathi yibuhlanya mina ngiqinisekile ukuthi lamuhla nxa simi lamabandla ethu akudala esasikuwo njengepresbyterian ikatolika ibaptist futhi lamanye ahlukeneyo singathi ubufakazi obufanayo kulabo bantu abathi bafuna njengokuthi bebeke umzalwane ewadini yenhlanya kumbe okunye okunjalo ngendlela abathi yikuhlanya yiyo indlela engikhonza ngayo uNkulunkulu wabobaba bethu futhi yibufakazi obuhle kanganani oba buphambi kuka-Agripa ngitsho laphakathi kwenkulumo yakhe u-Agripa wamemeza futhi wathi Paulo Saulo wena uphosa ungivumise ukuba ngumKristu bona kanjani waletha imbhalo yacaca kakhulu lokho kwakuphikisana lesinagogo lakhe kodwa imbhalo yayicacile kahle waze wathi wena uphose ukumvumisa ukuba njengawe uPaulo wathi ngiyafisa ukuthi ungaba njalo ngokupheleleyo kuphela ngeke ngifune ube kulama maketane enguwo yabo kodwa ukuba likholwa njengaye ngamanye amazwi nxa ngiyafisa kuNkulunkulu ukuthi ungabona isambulo njengokubona kwami njengamanye amazwi ngiyafisa ungakwenza lokho bona ngiyafisa nje ukuthi ungakwenza lapho uFestus ngiyakholwa wayemtshelile ukuthi wayefunde kakhulu wayesephambene ekhanda lakhe kodwa wamazisa ukuthi ukuthi wayenganjalo ukuthi wayesazi ukuthi ungaphi futhi ngingathi likusenye bazalwane mina sibili ngifisa ukuthi ngingatsho impilo kaPaulu kodwa ukunikeza inkulumo elula ngoba banenge mhlawumbe abaza khuluma likusenye kodwa ngifuna leli thuba ukutsho lokho manje ngiyafisa ibandla liphi nalipi njengo ulizwa lisehla iTempeli yeBetheli Independent Assemblies of God futhi lamanye ehlukeneyo ngiyafisa ukuthi lonke lingabona engubonayo ukuthi lingenelise ngiyafisa ukuthi lonke lingabona umbono engubonayo ngakho lingaba lokuzwisisa okucacileyo lokho okwentshumayelo lapho ngichiya ibandla leBaptist ukuza kuPentecost futhi uDokotela Roy E. Davis owayengicobile ebandleni leMissionary Baptist wangitshela ukuthi ngibe lephupho elibi lapho umbono weNkosi uzile futhi wakhuluma lami futhi uyazi ukuthi ukusiliswa kwakuyini kuleso sikhathi bekusisimeni esiphansi futhi ngangingazi lutho ngamaPentecostal ngangisizwa ukuthiwa liqhubu labagiqika abangcwele ababe lala esibuyeni futhi bagqoze angathi izinja esihlanyayo futhi babe pepetha futhi bebalethe ekuphileni futhi konke okunjalo yikho konke engangikwazi ngabantu bePentecost yena wathi ngubani ocabanga ukuthi uza kulalela ngathi nxa uNkulunkulu engithuma kule ndawo futhi lo muntu yena angithumela kuyo kuqondile bona ngoba mina ngathi Dr. Davis ngathi wayeqotho ngamkhangela ngathi bangitshela ukuthi leyo mbono. Mina ngilikholwa elikhulu bazalwane ukuthi izipho lokubizwa akula kuphenduka. Ngiyakukholwa lokho. Uyazalwa awuyenelisi ukuba lutho okungayisiko. Futhi lapho nxa uzama ukuzenza okungayisikho udlala ingxenye yomkhohlisi. Futhi uNkulunkulu yekela ngifi ngingakabi ngumkhohlisi. Bona mangibe yilokho engiyikho khona. Futhi njalo ngikwenze kube sobala futhi kucace. Futhi njalo ke mangibe yileyo ndlela. Futhi ngakho wonke umuntu uzaba kwazi. Ngakho uyakwazi nje sibili. Futhi manje njengoba lisazi angifundanga kakhulu njengokutsho kwami ngakho kwezenkolo ngingo ngaziyo kakhulu futhi ngiyabangela ukuthi liyazi lokho bona. Futhi njengomtshumayela angingeke ngaqala ukuzibiza njalo ngoba ngingatholanga imfundo futhi lokwazi amazwi futhi lokunjalo. Kodwa okuncane engilakho njengolwazi lwami lokwazi ngomusa wakhe yena iNkosi uJesu yazama ukwabelana lokho nabazalwane bami ndawo zonke ukwabelana lokho. Futhi kodwa lapho ngijiya ibandla le-Baptist okuyilo kuphela ibandla engalingenayo kumbe engacotshwa kulo. Futhi ngacotshwa ngo-1933 ebandleni le-Missionary Baptist e-Jeffersonville, Indiana. Kuyi ilunga lomhlangano we-Baptist waseningizimu. Ngakho thina kulesi sikhathi mina lapho ngaphuma futhi nje manje ibandla le-Baptist ibandla elizimele lodwa sonke siyakwazi lokho ukuthi ungachumayela loba ngani oyifunayo nxa ibandla lakho liza kumela. Baya nje ufuna ukuchumayela loba yini okufisayo. Futhi ngiyakuthanda lokho bona ngoba ngiyakholwa ukuthi kuyobupostoli. Ngoba inhloko isimo esiphezulu ebandleni ngumalusi, siyakunanzelela lokho umfundisi. Futhi nxa omunye umbishop kumbe omunye umuntu nje ezakhupha isambulo kumfundisi, ngakho ke uNkulunkulu uza sebenza njani lebandla lakhe, uyabo alikuzwisisi nje. Ngakho futhi mina ngile lapho ngiphuma khonapho ngahlangana lexuku lakuqala okwakuyikusiliswa kukaBetty Daughtry omncane eSt. Louis, Missouri. Futhi kwakuyiPentecostal United kumbe ibandla lePentecost lebizo likaJesu. Futhi lomfundisi waye ngowakhona futhi intombazana yakhe encane yasiliswa. Ngeqiniso ngacabanga ukuthi yikho okwamenza umPentecost kwakungenxa yokuthi babe zibiza uJesu kuphela. Futhi ngacabanga ukuthi yikho okwamenza umPentecost waye ngoba yikho ababezibiza ngakho futhi lo wawungu mahluko. Ngakho yebo ke ngakho kusukela lapho ngaya futhi indoda elungileyo waye lo mhlangano omkhulu eSt. Louis. Isithombe sakho siyabonakala lapho. Futhi sasile Kiel Auditorium njalo lobo busuku bokuqala kumbe obesibili kwakule nkulungwane ezilithumelane beyicwalisile. Futhi sasingenelisi loba saze safaka amapholisa emnyango ukubahlalisela kude. Futhi ke kusukela lapho kusehla kusiya Richard T. Reed owe Blessed Old Bible Our Tabernacle eJonesboro okuyinhlanganiso efanayo. Futhi kusukela lapho kusiya kuDr. G.H. Brown inhlanganiso efanayo kusiya ku-505 Victor Street eLittle Rock, Kansas. Futhi kusuka lapho kusiya ekhunjini lwaseNtshonalanga. Futhi ngakho nxa ngifika ekhunjini lwaseNtshonalanga ngiyachaya umlilo. Ngakho ngathola ukuthi kwakulokwehlukana phakathi kwabantu bamaPentecost enhlanganisweni zabo njengathi thina amaBaptist esilakho. Bona babelokwehlukana okuningi, babelakho babelokwehlukana kwakule Assemblies of God futhi le Church of God futhi lokunye okuthile futhi lokunye okuthile futhi lokunye okuthile futhi lo mahluko. Futhi babezehlukanisile bona futhi babedwebe imizila eyimngcele. Futhi bonke abazalwane baqala ukuza kimi futhi bangitshela ngani ungowe Jesus only kanye lexuku leli lapha. Ngathi hatshi angizibizi njalo bona. Yena wathi ngani uyazihambisa lapha. Ngathi awu lokho akungenzi khonoko bona. Futhi ngathi mina nje babengabazalwane. Futhi yena wathi ngani baliqhubu le ngani abalalutho kodwa iqhubu lezidleke zama wabayi futhi lokunjalo khonapho kanjalo ngapha ngathi manje uqolo ngihlangana lamadoda kaNkuluNkulu aqotho lapho futhi bangamadoda kaNkuluNkulu futhi ngathi mina ngokuqiniseka ngiyala ukubabiza ngokuthi babi ngoba kabanjalo awu njalo ke ngazama ukubabamba nje okwesikhathi engisenelisa ngaso ngingaka tshengiseli loba iphi indlela awuke qala ukufunda ukuthi imiqondo yabo injani futhi lokuthi okwehlukana kwabo kwakunjani futhi kuyini okwakubehlukanisa futhi ngathola ukuthi amaqembu amabili elinye lalo lalibizwa ngokuthi Jesu kuphela futhi elinye lalibizwa ngokuthi Assemblies of God futhi baphuma kumbe behlukana mayelana ngendaba yobhaphathizo lwamanzi umunye esebenzisa uyise indodana umoya ongcwele futhi elinye lisebenzisa ibizo likaJesu awuke ngakhangela futhi inhlangothi zombili kwakulamadoda amakhulu inceku zikaNkulunkulu futhi ngacabanga oh Nkulunkulu nga ngingababona bebambana baqhubekele nje phambili futhi babe kodwa lingadwebi ingcele futhi besithi asoze sikhonze sonke kodwa ngathola ukuthi kulo umoya omubi wawungene phakathi kwabo futhi wadala inzondalo futhi umona ngendaba ezazizibuye phakathi kwabo ngacabanga lokhu yikho sekeli okufunwa nguDevebe yikho nje akufunayo nganje imbhobho yenu ikhokhelwe komunye nomunye akadingi ukulwa ngitsho kancane futhi futhi njalo ke ekuqineni kweza ekuqedelaneni lokho kuqedelana kwakuseSeattle, Washington phose ngo-1946 futhi enye ekuseni ngalethwa entubeni yehotela ulutho olunje lokudla kweseni kwabanye abathumayeli futhi ngangifanele ngikhulume lamadoda amabili abakhulu futhi omunye wayengu-Dr. Ness yacabanga lina abazalwane be-Assemblies of God liyamkhumbula wayesesiqintini sasenyakatho ntshonalanga indoda enkulu elungileyo isifundi futhi wayemela i-Assemblies of God futhi-ke uDokotela Sizim owebandla le-United Pentecostal ngicabanga lina abebandla le-United Pentecostal liyamkhumbula laye wayengu wasesiqintini zasenyakatho ntshonalanga phezulu le ukuthi wayephezu kwabo njalo lizifunda phezulu le awu lawa madoda amabili ahlangana futhi kwakufanele ngilethwe phambi kwabo ngoba amacele ayebukhali futhi kwangiquma indlela zonke futhi ngacabanga uyini engifanele ukukwenza uyini engingakwenza manje phela bathi awu kufanele uthathe icele lomunye kumbe omunye nxa uzahamba labe Jesus name kumele ube yi Jesus name futhi nxa uhamba le Assemblies of God kumele usuke kwabe Jesus name futhi ube yi Assemblies of God kumbe okunjalo kweza endaweni lapho okwa kumele ngitshengisele ukuthi ngimi ngapi ngakhuleka kakhulu ekuseni leyo phambi kokuya khona ngathi Nkulunkulu ngisize ngoba kulamadoda amabili amakhulu kulezi nkulungwane zezinceku futhi wena ungithumile phandle lentshumayelo futhi bonke zinceku zakho futhi ngingaphosela mfuzelelo bani encane kwenye inhlanganiso nxa ilisa eyinye bona angizwa kahle ekwenzeni lokho angicabangi ukuthi kungabe kuyintando kaKristu ukuthi ngenze lokho futhi ngathi uNkulunkulu ngisiza futhi unginikeze okunye okokwenza kumbe okunye okokutho futhi ke ngangingasela ngitsho lo yedwa ngase ngifanele ukuthi ngime nje lapho inkosi uJesu lami nje ikusendeyo awu ukuphikisana okukhulu kweza uyini ozakwenza yiluphi ukhetho ozalwenza ngathi ukhetho lwami solwenzakele lokho ukhetho lwami ikuma phakathi kwenu lobabili futhi ngingelanhlanganiso engimalayo futhi ngithi lengalo phezu kwenu lobabili singabazalwane bona futhi ngathi ngizamile ukufunda zonke ingwalo ebe ngizikwanisa ukuthi lokhu kweza njani kuyini okwakubizwa ngokuthi udaba olutsha futhi lokuthi bazihlukanisa kanjani futhi lokuthi lo waqala njani ngale indlela futhi naleyana indlela futhi ngathi empikiswaneni phakathi kwenu ngathi yinto efanayo ehlukanisa amakholwa besiPentecost ngosuku ngemva kwePentecost baqala ukuphikisana phakathi kwabo futhi ngathi into ehlukanisa njalo. Ngathi kungenzeka yini ukuthi kungaba lomeli phakathi kwenu lina bazalwane. Kukhona ulutho olungama awu abazange bavule imlomo yabo kulokho ngoba kwaku hlaba kakhulu. Yazi phose ithumi lanhlanu amathumi amabili eminyaka edluleyo ukuthi kwakunjani ngoba ixuku elilodwa elalisuke kwelinye futhi kwakuloku abana okukhulu. Ngakho ngathi awu bazalwane nanku ese ngiza kwenza ngiza uNkulunkulu kazange angithume ukuyabhaphathiza loba kunjalo wangithuma ukuyakhulekela abantwana bakhe abagulayo. Ngathi ngakho ngizakhulekela abantwana abagulayo futhi lina bathumayeli yenzani ubhaphathizo lwenu. Ngatsho njalo ngathi manje ngifuna ukulibuza olunye olutho ukuze lizwisise nje. Ngathi mfowethu Nesi, lama bantu baka Jesus name uyakholwa na ukuthi sebemkele umoya ongcwele nxa bekhuluma ngendimi futhi besenza okufanayo nalokhu elikwenzayo eAssemblies of God? Wathi ngempela. Ngathi mfowethu Skizi, uyakholwa ukuthi Assemblies of God balomoya ongcwele nxa bekhuluma ngendimi futhi besenza okufanayo nalokhu elakwenzayo phezu kokubhaphathizwa? Yena wathi ngempela ngiyakholwa. Ngathi manje iBhayibheli lathi uNkulunkulu unikeza umoya ongcwele labo abamlalelayo yena. Manje ngubani owamlalelayo? Ubani owamlalelayo? Ubani omunye wenu omlalelileyo futhi uNkulunkulu walinikeza lonke umoya ongcwele? Bona ngathi ungatsho mfowethu Sikizini ukuthi umfowethu Nesi kala umoya ongcwele? Wathi hatshi. Ngathi ungatsho ukuthi umfowethu Sikizini kala umoya ongcwele? Hatshi. Bona lokho bonke bobabili babekholwana ukuthi omunye nomunye wayelomoya ongcwele. Kodwa uyabona akula ngqondo bazalwane, akula ngqondo. Futhi ngezwe isikhatshana esedlulayo kusukela kulokho ngizaphenduka emcujweni wami ngemva komzuzu. Abazalwane besifinishi ngale ngemva kokusuka eFinland lapho uNkulunkulu wasinikeza engacabanga ukuthi omunye wemihlangano yethu emkhulu lapho omncane umfana owayefile wavuswa lokunye okunenye. Ngahlangana eStockholm, Sweden, loLouis Petrus owebandla lePhiladelphia khonale oyindoda kaNkulunkulu enkulu futhi lebandla lePhiladelphia. Umfowethu Gordon Lindsay owayese kathesi ngiyacabanga angicabangi ukuthi ulokhe ongowakhonale kathesi kodwa wayengowe Assemblies of God futhi Assemblies of God ngeyinye yabasekeli bami abakhulu umhlaba wonke jikelele. Futhi iFoursquare abasuka kuAssemblies of God ngenye yabasekeli bami abakhulu. I-Oneness injalo umhlaba wonke jikelele ngabanye babasekeli bami abakhulu. Bona futhi ngathatha ukuma lokho kuphela ngachiya amacele abukhali futhi ngakho ngathatha ukuma ukuthi angiyikuthatha ukuma loba laliphi icele lokuphikisana okunjalo size sibone ukuthi singabazalwane futhi size ndawonye futhi ngakho siza sonke sibone umcijo oqondileyo ngqo lapho esiza kuwo isisusa lenjongo yokwenza lokho. Futhi wena kufanele uhlole isisusa lenjongo yakho kuqala. Dinga intando kaNkulunkulu futhi ke udinge injongo yakho futhi uhlole isisusa sakho futhi ubone nxa isisusa sakho sidungile. Njalo ke njengoJesu wathi kuMarko 11:24, uba ungathi kulintaba susa njalo ungathandabuzi enhliziyweni yakho kodwa nxa nje ulokuthandabuza enhliziyweni yakho loba yintando kaNkulunkulu kumbe isisusa sakho kumbe injongo yakho iphambukile izasuka njani? Kodwa nxa usazi ukuthi isisusa sakho silungile njalo yintando kaNkulunkulu futhi injongo yakho ilungile ifanele isuke yikho kuphela kumbe uNkulunkulu wakhuluma okuphambukileyo. Yiso isizathu lapho ngisiya kuplatform emabandleni akekho oseke wangizwa ngikhuluma lezo zinto kuplatform lezo ndawo. Ngiyaziyekela zothu bona ukini lina madoda bona ngilapha ukulincedisa ukuzuza imphefumulo kuKristu ngesipho esikamoya. Yabo bona akwenzi mahluko lina yenzani ubhaphathizo lwenu kodwa nxa lapho kusiza kungaselani ngibizwe ngakho konke ngibizwe angazi okunenge njani loba nga kusukela kukudodana kaNkulunkulu esenyameni usehla kusiya kudevili kuqondile konke kodwa emva kwakho konke ngingumzalwane wenu isakhamuzi esithile sombuso kaNkulunkulu ngisebenza lani lonke ngenxa yombuso futhi lokho kuliqiniso. Manje ngiza nxa kulungile njalo licabanga ukuthi selesikhathi eseneleyo sithanda ukulitshela ukuthi sakukhuluma njani lokhu ngabe kulungile bazalwane okomzuzu. Mfowethu Nesi futhi labanye kukahle futhi kuba kuncane ukuthi kuzalisiza kuzalisiza ukuthi lizwisise ngokunjalo ngalo baphansi lapha ezinye zezinto engizikhumbulayo abazithathayo le bangibuza ukuthi ngangikholwani ngobuthathu ngangikholwa ukuthi kulobuthathu bukankulunkulu yini manje bazalwane nxa silanda lokho ngethemba ukuthi nxa lokho sokuphelile ukuthi siza kuba ngabazalwane abafanayo ebesiyibo bona kodwa ngizwa ukuthi ngilomlando kini ngoba abantu benu beza kumhlangano yami futhi ngingeke ngifune ukuthumela kude omunye wabo ekhohlisiwe futhi ngihlala ngitshela abantu abangilobela imibuzo phandle kwalokho engikuthumayela kuplatform futhi nangu unobhala wami futhi lokunjalo nxa bengibuza umbuzo kanti lokhu kumbe kungani lokhuya ngathi buza umfundisi wakho bona ngoba nxa ekukhokhele kuze kube manje waze wamukela umoya ongcwele uza kuquba uyabo wena bona buza umfundisi wakho ngoba into ezincane njengalezi zidala ukudideka futhi ngakho ngiyahlala kude lakho uyabo manje futhi ngichiwo ukuthi ngingumlwisi wezinhlanganiso manje angisuyi ngicabanga ukuthi izinhlanganiso zinhle kodwa nxa uhlelo lwenhlanganiso yethu lungabola yikho engiphikisana lakho bona loba yi-oneness kumbe yibuthathu kumbe loba yikuyini okuyikho uhlelo nxa ufika endaweni wena kathesi futhi uthi thina si-assemblies of God awu ngubani lwana ongaphesheya kwesitalati labo ngabazalwane bethu babizwa ngokuthi United Pentecostal. Awu kubandlwana ongale ongabazalwane befosque singabazalwane abalungileyo silobudlelwana obuhle omunye lomunye olonke likholo kufana oyebo siyakholo manje yebo kuyini okuliyenza libe yile indlela awu laba abazalwane babhabhathiza ngalindlela njalo laba babhabhathiza ngalindlela besiflathele futhi laba babhabhathiza njengaseningizimu afrika lapho mzalwane sahlangana lalokho bangibuza elinye iqembu libhabhathiza kathathu ubuso phambili elinye libhabhathiza kathathu ubuso emuva futhi bathi ngathi likuthola ngaphi lokho omunye wathi lapho esifa ibhayibheli lathi wawela phambili futhi wathi ngakho kumele sibawisele phambili futhi ngathi awu kwelinye iqembu kuyini elilina-ke wathi lake langcwaba umuntu ubuso bukhangele phansi awu futhi yazi bazehlukanisa futhi benza amaxuku amabili inhlanganiso ezimbili umusa bazalwane yikho nje okufuna ukudevela yikho nje akufunayo ye zithatheni manje bona akusi apostolic faith mission kumbe yi-pentecostal assemblies kolunye uhlangothi akusikho lokho kulamadoda alungileyo kumaqembu omabili njengokukhona la kodwa uyabo kuluhlelo lwento ufana lekatolika njengokuba ngijwayele ukutsho nxa engowekatolika njalo ethemba kukristu ngosindiso usindisiwe ngeqiniso kunjalo nxa ethemba ebandleni ulahlekile futhi lowo bangubani wenu bazalwane bepentecost liyazi nxa sikhangelele ibandla lepentecost ukuthi lisindise phakathi kwamadoda abahluphekileyo kakhulu kunjalo ngoba silahlekile kunjalo kodwa nxa sikhangele kujesu kristu ngakho sisindisiwe ngokholo lwakho lokho in umsebenzi ophelileyo futhi lezi zinto ezisebenzayo njalo lezi mpawulo akwenzi mahluko omkhulu manje ngathi umfowethu sizim kunjalo lo mfowethu ness ukuphendula umbuzo wenu ngathi manje angithathi ngitsho uhlangothi lani bazalwane futhi ngiyazi nxa nje liphilisana lonke liphambukile bona ngoba ngingangcono ngiphambuke kumfundiso yami futhi ngilungile enhlizweni yami kulokulunga emfundisweni yami futhi ngiphambuke enhlizweni yami bona ngathi emva kwakho konke kungumumo wenhliziyo yakho futhi ngakwenza umkhuba lokho ukwazi lokho ukuthi nxa umuntu kungelani akwenzayo futhi kanganani ukwahlukana futhi la kutshoyo mayelana ngami nxa enhliziyweni yami hatshi umlando nje kodwa enhliziyweni yami ngingenelisi ukuthanda lowo muntu ngendlela engithanda ngayo umuntu wonke ngakho ngiyazi ukuthi kukhona okuphambukileyo lapha bona kunjalo ngoba kungelani nxa umzalo nomncane weza kungasisikhathi eside esedluleyo umzalo nomncane we Church of Christ futhi owama phezulu futhi wathi lundoda ngudevel bona yena wathi utsho okomoya ongcwele wathi akulanto enjalo bona phela abapostoli abalithumi lambili kuphela bamkela umoya ongcwele futhi ukusiliswa kukamoya kwanikezwa kuphela kubo abapostoli abalithumi lambili futhi waqhubekela phambili okungaba yingxenye yeholo futhi ngathi umzuzwana nje emzalwane ngicabanga ukuthi kufanele nginike ithuba ngemele lokho bona ngathi uthe ukhuluma lapho iBhayibheli elikhuluma khona futhi uthule lapho elithule khulu futhi yena wathi siyakwenza ngathi manje wena uthe kwakulabapostoli nje abalithumi lambili abamukela umoya ongcwele iBhayibheli lithi kwakulekhulu lamathumi amabili endlini yaphezulu lapho umoya ongcwele usehla abafazi futhi labo bonke futhi ungafuna ukungitshela ucabanga ukuthi uPaulu wayengela moya ongcwele futhi wamkela wona isikhathi eside ngemva kwalokho bona futhi uthe isipho sokusiliswa zanikezwa kwabalithumi lambili kuphela futhi uStefan waya phansi emva kwamalanga ambalwa futhi wayengayisuye omunye wabalithumi lambili wayengasuye umthumayeli wayengumdikoni futhi waya eSamaria futhi waxotsha odevel futhi ngathi mzalwane kwakuthule lapho lapho owawugcine khona futhi emva sokuphelile kodwa ngathi ngiyakuxolela ngokungibiza udevel ngoba ngiyazi ukuthi ubungafuni ukukutsho lokho futhi lapho eseqedile wabuya wathi kukhona okukodwa engingakutsho ulomoya kaKristu ngathi manje mzalwane ngikuphi udevel kumbe okaKristu bona kodwa ngiyakutshela bona ngoba ukuthi umuntu wayebona ukuthi ngiyamthanda kungelani wayephikisa futhi ephikisa kakubi futhi ebhobhoda yena ngingumzingeli futhi lenyamazana zeganga impilo yami yonke futhi abantu bathi kanjani leso sikhathi lapho engabulala khona lelo bhere ngenqamu ubona wathi wawungamesabi na ngathi hathi nxa ngabe ngangimesaba wayeza ngibulala bona kodwa bona ngeke uwavale ngenkohliso liyakwazi ukuthi uyalesaba kumbe hathi yesaba ibhiza futhi ukhangele ukuthi ibhiza likwenzani liyakunyathela bona ngakho nxa usesapha ngeke uvale ngokukhohlisa kufanele ube lakho ngempela yiyo indlela okuyiyo ngosathane yiyo indlela okuyiyo phakathi kwabantu kumele uthande abantu ngeke uvale ngokukhohlisa kufanele ube la kumbe imibala yakho izatshengisela kwenye indawo ubona uqondile kumele uthande abantu sibe futhi labo bakwazi ukuthi uyabathanda bona kulolutho ngakho futhi lindoda manje yatshayela ucingo umkami amalanga ambalwa edluleyo futhi wathi ukhona umfowethu Branham lapho wathi hatshi wathi awu into yinye engizayitsho ngangiphikisana laye enkolweni kodwa ngithi uyinceku kaKristu yebo ke njalo futhi njalo ke ngingakasuki wangithumela incwadi futhi wathi yeza khona ngapha lapho nje uphendule ngifuna lolo bhaphathizo lukamoya ongcwele lolo okhuluma ngalo ngakho uyabona nje ngapi nxa ubungaba nxa bengingaba lo muzwa lo ukuthi kungani akulalutho kuwe inhlanganiso yakho endala ayilunganga futhi lina lonke bantu beChurch of Christ alunganga lingo devil ngangasoze ngimzuze lowo muntu futhi nxa ngabe ngamtshela ukuthi ngiyamthanda futhi ngingakutsho enhlizweni yami wayezaba kwazingcono yikho konke okukhona kufanele ukutsho enhlizweni yakho futhi kusebusuku lapho engihamba khona kuplatform phansi kokudalula lokho bona angicabangi ngakho mina nje angidli kusukela ngesikhathi sokudla kwantambama futhi ngizile njalo ngikhuleke futhi ngihlale ekamelweni ngoba wangithembisa ukuthi uza kwenza futhi ngakho ngiyahamba ngingela ithunzi lokuthandabuza ngoba wangithembisa ukuthi uza kwenza ngakho ke bona ngiyazi isisusa sami siyini injongo yami iyini ngokwenqubekela phambili yombuso kaNkulunkulu nxa umuntu ehamba ngale indlela leya indlela loba yiliphi ibandla akulo nxa nje esiza kuKristu akulandaba kimi futhi lokho kusenhlizweni yami bona futhi kungelani nxa sihamba futhi sisiyahlanganelana leChurch of Christ lokho kukahle kulungile nxa liphi ibandla alihlanganelayo akulandaba kimi nxa nje ngizuzele umphefumulo wakhe kuKristu into eqhakathekileyo ngakho ngathi mfowethu Ness hatshi ukwehlukana kathesi ngiza kulungile na ukusebenzisa lokho mzalwane Ngathi ngifuna ukukhuluma njalo ngicacise. Futhi kuloko ngingathi kini bazalwane lapha kathesi. Lingakutsho lokho phakathi kwamalunga enu. Nxa liza kwenza futhi lingenzele isihle. Yekani nje ngibe ngumzalwane wenu. Uyabona? Futhi mina futhi nxa ngiphambukile ngakho lingixolele. Kodwa ngifuna ukucacisa kini kuyikuthi kulamaqembu amabili ahleli lapha ekuseni. Awe oneness futhi iassembles njalo futhi lenkolo yobuthaka manje ngifuna ukuthi lumuntu ngifuna ukuthi ngithi ngiyakhola onke amaqembu omabili aphambukile nganje ephikisana wona ngoba isisusa sabo siphambukile futhi nganje isisusa sakho siphambukile kungelani ukuthi injongo yakho injani kodwa isisusa sakho kuleyo njongo iphambukile ngakho ke akuyikusebenza kuqondile manje abanye abantu bathe mfowethu Branham ungowe Jesus only ngifuna ukuthi ngithi lelo liphutha angisuye we Jesus only omunye uthi mfowethu Branham ungowo buthathu hathi nomzana angisiye obuthathu ngingumKristu bona mina ibala ubuthathu alikhulunywanga ngitsho laseBhayibhelini ibala ubuthathu futhi angikholwa ukuthi kuleziqephu ezintathu zabuNkulunkulu ngiyakholwa kulo uNkulunkulu oyedwa ezikhundleni ezintathu uyise indodana umoya ongcwele yikho ngempela kungani salayezwa ukubhaphathiza ebizweni likayise lendodana lomoya ongcwele ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ezehlise esiza phansi manje uNkulunkulu lapho ebonakala kuqala emuntwini wayesisime sensika yomlilo liyakukholwa lokho akusikho loba ngubani obala iBhayibheli uyazi ukuthi insika yomlilo yayisenkangala kwakuyilogos okwakuyingilosi yesivumelwano okwakunguKristu ngoba wathi waye kwakungasi ngiyakholwa kuJohane ongcwele 6 lapho yena wathi uAbraham engakabi khona oka nginguye waye nginguye ngakho ke lo kwakunguNkulunkulu ongcwele ngitsho nxa umuntu wayethinta intaba wayefanele abulawe bona kunjalo manje lo uNkulunkulu wayezama ukusebenza indlela yakhe yokubuyela esidalweni sakhe asidalayo manje wayengenelisi ukuza eduzane la ngoba babelezona njalo igazi lembuzi futhi lezimvu alizange lisuse isono liyazi lokho lambuza isono nje manje kodwa ke uNkulunkulu ofanayo owaye insika yomlilo waba yinyama ngedodana yakhe futhi wahlala emzimbeni othiwa yinkosi uJesu Kristu. IBhayibheli lathi kuhlala ukugcwala kobu uNkulunkulu ngokomzimba. Futhi uJesu wathi yebo kuTimothy wakuqala 3:16 kungelampikiswa imfihlakalo inkulu yobuNkulunkulu. Futhi nxa bengayibiza ukuthi inkulu kungani kuyini esingakwenza? Bona inkulu imfihlakalo kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni futhi wabona zingilosi njalo wemkelwa phezulu enkazimulweni futhi lokunjalo manje futhi wathi kuJohane ongcwele 14 kuThomas nxa usubone mina usubone ubaba futhi kungani usithi sitshengise ubaba iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu waye kuKristu ebuyisa umhlaba kuye manje uNkulunkulu kangeke abe ngabantu abathathu. uNkulunkulu abathathu. Lapho uJesu kangeke abe nguyise wakhe ngokwakhe ebunyeni bona. Ngakho uyabo kwenza kokubili kube uphambuke kakhulu. Manje futhi kathesi nxa ungananzelela akulandawo. Nxa silabo uNkulunkulu abathathu singamahedeni. Manje siyakwazi lokho. NjengomJuda wathi kimi ngesinye isikhathi. Lapho ngikhuluma laye wathi kuphi kubo onguNkulunkulu wakho kuphi kubo onguNkulunkulu wakho uyise indodana kumbe umoya ongcwele kuphi ongowakho futhi ngathi ngani akula bonkulunkulu abathathu wathi awungeke uqume uNkulunkulu iziqe ezintathu futhi umnikeze umJuda ngathi athi nomzana ngathi lapho uJohn Ryan wasiliswa ebuphofini neEfort Wayne uyazi futhi lo rabbi lo phezula emisha kumbe kufo eBent Harbor wathi awungeke uqume uNkulunkulu iziqe ezintathu futhi umnikeze umJuda ngathi ngempela hathi kangenzi njalo ngathi rabbi kungakunzima mela ukuthi ukholwe abaprofet wathi hatch ngathi kuIsaiah 9:6 wayekhuluma ngobani sizalelwe umntwana indodana iphi uzabizwa umeluleke uNkulunkulu olamandla inkosana yokuthula wathi kwakungu Mesiya ngathi ngakho ke rabi uhlobo bani uMesiya azakuba labo kuNkulunkulu wathi uzakuba nguNkulunkulu yikho ebengikucabanga bona manje uyabona yikho okuqondileyo sibili yikho ayikho khona yena futhi ngakho ngathi ngitshela kathislap uJesu ehluleka ukugcwalisisa okwathiwo ngumprofeti ukuthi uzakwenza futhi waqala ukukhala futhi wahamba eport ngathi ngalokho uJohn Ryan ulokubona kwakhe bona futhi yena wathi kude lo nkulunkulu kuba le ndodana ngathi uJehova omkhulu wambuza owesifazane njengomprofeti wayejile ukuthi uza kwenza yena futhi wadala isicucu sesakhi egazi futhi isicucu sesakhi egazi yikho ukuza khona umzimba kaKristu khangela kutestamente elidala rabi ngathi lapho umuntu esiyanikela wayethatha iwundlu wayesazi ukuthi kwaphule umlayo kankulunkulu ngakho wayethatha iwundlu vume izono zakhe futhi leli wundlu lalibulawa lapho izandla zakhe ziphezulu kwewundlu ukuvuma kwakhe lokho ayekwazi ukuthi kumele afele izono zakhe kodwa iwundlu lalithatha indawo yakhe futhi isicucu sesakhi segazi citheka futhi waliphatha iwundlu elincane ngesandla sakhe waze wezwa impilo yalo encane ephuma kulo futhi liwoma ngakho ke umpristi njengoba sisazi waphosa igazi emlilweni ilathi lethusi lokwahlulela ngakho ke ngathi lowo muntu ngakho wayephuma le esazi ukuthi iwundlu lithethe indawo yakhe kodwa waphuma elesifiso esifanayo lalapho engena bona ngoba kwakungasusi isono bona kodwa njalo ke lolu daba umkhonzi esehlanziwe kasela sazela sesono kuleso sikhathi kwakulomnikelo owawusenzwa umnyaka ngamunye namunye kodwa ngathi manje kulalesi sikhathi umkhonzi esehlanziwe kasela sazela sesono ngoba khangela rabi phakathi kwehemoglobin leyo mpilo encane eqala phakathi kwesicucu sesakhi esivela kowesilisa singena kowesifazane futhi uyaletha iqanda kodwa inkukhu ingabekela iqanda kodwa nxa ingazange ibe lequthe alisoze lacacatha futhi ngathi yikho ke uNkulunkulu omkhulu owagcwalisa isikhathi sonke nomkhathi weza phansi ukuba yimbewana eyodwa esiswini sowesifazane futhi ngakho ngathi lapho sisindiswa lamuhla uJesu wayengasomJuda kumbe owezizweni ngoba iqanda laletha inyama kuphela igazi lalilempilo ngakho ke iBhayibheli lathi sisindiswa ngegazi likaNkulunkulu bona wayengasomJuda futhi owezizweni wayenguNkulunkulu ngakho ke lapho sisiza eLatini futhi sifake izandla zethu ngokholo phezu kwekhanda lakhe futhi sizwe ukudabuka lokububula kweCalvary njalo sivume izono zethu ukuthi siphambanisile futhi yena wafa endaweni yethu njalo ke uyabona ngathi igazi lalelo kudlu lalingeke lize phezu kwalokho igazi elali isicucu sesakhi saphohlozwa futhi lempilo eyakhululwayo ekuphohlozweni lesikhathi segazi lewundlu yayingeke ize phezu komkhonzi ngoba kwakuyimpilo yenyamazana futhi kwakungahlangani lempilo yomuntu kodwa lesi sikhathi lapho isicucu sesakhi segazi siphohlozwa kwakungasimuntu nje kwakuyimpilo kaNkulunkulu eya khululwayo futhi lapho umkhonzi ebeka izandla zakhe ngokholo phezu kwendodana kaNkulunkulu futhi evuma izono zakhe athi impilo yomunye umuntu kodwa impilo kaNkulunkulu iyaphenduka kulowo muntu eyimpilo elapha kade ibala elithi zowe ngokuhunyuswa impilo kaNkulunkulu ngokwakhe futhi yena wathi uzasinikeza izowe impilo elapha kade futhi kathesi singamadodana lamadodakazi kaNkulunkulu nanko-ke ngathi manje kuyini kuNkulunkulu ezehlile yena weza kuqala akula muntu owayengamthinti ngoba umuntu wayewonile ngakho wasehlela phansi emzimbeni ukuthi anambithe isono ukuthatha isono bona yena intonye uNkulunkulu ayengayenzi ukuthi aluke kwakuyiku yenza ngaleyo ndlela njengomzekeliso ngabe ngangilamandla kulo mbuthano likuseni njengoNkulunkulu wayelawo phezulu bomhlangano lwesintu futhi ngathi umuntu wokuqala ozakhangela leyana insika uyafa futhi uTommy Hicks ayikhangele manje njengomzekeliso ngithathe umzalwane Carlson wena umfele lokho kuyabe kungalunganga ngingathi liyo ungunobhala wami umfele lokho kuyabe kungalunganga Billy Paul ndodana yami umfele lokho akulunganga indlelanye engingalunga ngayo ukuthatha indawo yakhe mina futhi yikho uNkulunkulu akwenzayo yena uNkulunkulu ungumoya futhi yena wadala yena yena waguqula isimo sakhe. Kufanele kube kumangalisa ebantwini. Ucabanga ngoJehova omncane. Wayengeza eyindoda ekhululeyo kodwa yena weza esitebeleni phezu kwenqaba yomqulu. Jehova omncane ekhaya njengomntwana, Jehova omncane edlala njengomfana, uJehova ebaza njengomuntu osebenzayo, uJehova omncane eminyakeni yobuntanga. Jehova elenga phakathi kwamazulu lomhlaba, ejuluka indenda lezikhwehlela zamasotsha edakiwe ebusweni bakhe, uJehova efela abantwana bakhe. UJehova esifa ukuze ahlenge hathi omunye umuntu kodwa uNkulunkulu ngokwakhe. Bona uNkulunkulu kwakuyisikhundla sakhe, kungani uzama ukubuyela enhlizweni yomuntu. Manje sasingeke simthinte yena khona lapha samuzwa yena ngezandla zethu. Manje kuyini akwenzayo ngokunikelwa kwalowo mzimba? Kwaba nguJehova phakathi kwethu, sizingxenye zakhe. Ngosuku lwePentecost, insika yomlilo yazehlukanisa phezulu, kuthi indimi zomlilo zahlala phezu komunye ngamunye, kutshengisela ukuthi uNkulunkulu wayezahlukanisa ngokwakhe phakathi kwebandla lakhe. Ngakho-ke bazalwane, nxa singabuya ndawonye futhi silethe lokhu ndawonye, ngakho siloJehova ekugcwaleni nxa sibuya ndawonye. Kodwa singakwenza njani thina lapho lo omunye ekhuluma ngendimi futhi elo bhaphathizo lo omunye futhi egcina lolu limi lomlilo lapha njalo lo asikufakeni khona ndawonye? Lapho uNkulunkulu ngosuku lwePentecost wehla phansi futhi iBhayibheli lathi indimi zomlilo zahlala phezu komunye ngamunye wabo futhi ba indimi njengomlilo inhlamba. Kwakuyileyo sike yomlilo izahlukanisa yona futhi lokuzigabanisa yona ebantwini ukuthi thina sibe ngabazalwane. Ngalolo suku lizabakwazi ukuthi ubaba, ubaba ukimi, mina ngikimi, njalo lina likimi, futhi thina simunye kasehlukananga. Manje uJehova uNkulunkulu phezulu lapha wayengenelisi ukuthinta uhlanga lwesintu ngenxa yomlayo wakhe ngokwakhe wokungcwele. UJehova uNkulunkulu waba yisono ngenxa yethu futhi wahlawula imbadalo ukuthi uJehova uNkulunkulu ofanayo engeza futhi aphile phakathi kwethu. UNkulunkulu phezu kwethu, uNkulunkulu elathi, uNkulunkulu phakathi kwethu, hathi uNkulunkulu abathathu, uNkulunkulu oyedwa. Oh, Professor Bayahla, bezama ukudingisisa khona kuyisambulo kufanele kwanjulwe kuwo. Manje kathesi lapho kusiza ekubhaphathizweni, kathesi abantu abaningi manje kufanele likwenze lokho bazalwane. Kumbe kufana lami ngisithi kumfowethu Sizi futhi lo mfowethu Nesi ukuthi nxa unga impikiswano yeza futhi loba iningi lenu zifundi lapha lazi okufanele ukwedlula mina, kodwa ngenze ukufunda okuningi ngesifundo lesi futhi ngafunda i-Pre-Nicene Fathers, i-Nicene Council futhi bonke abembali lokunjalo. Lolo udaba lweza ekhansili yeNisini, wonke amacele asetshakazile lapho ibandla leKatolika lithatha icele lobuthathu obudluliseleyo, njalo omunye waya ekukholweni koyedwa futhi wonke amacele aphumela phandle yikho sibili ngoba umuntu wayelolutho lokwenza kukho. Wena kumele wekele uNkulunkulu akwenze. Akula sizathu sokuzama ukudingisisa. Asibe ngabazalwane, asiqhubekeni futhi siyekele uNkulunkulu enze into azayenza. Nxa yena engapheli futhi esazi zonke izinto futhi watsho isiphetho kusukela ekuqaleni, singenza njani ulutho ngakho? Yala ukuqhubekela phambili nje, yiyo indlela. Hlala usendleleni njengokutsho kwami ubusuku obudluleyo lo Joshua wethu omkhulu. Manje khangela, nxa kulabo uNkulunkulu abathathu, ngifuna nje ukukutshengisa ukuthi kuhlekisa njani lokho. Nxa kulabo uNkulunkulu abathathu, ngakho uJesu wayengeke ebe nguyise wakhe ngokwakhe emunye, futhi nxa kulabathathu yena kazalwanga uzalo lwentombi. Manje bangani, ngiza kuthi lokho nguNkulunkulu obaba, futhi lo nguNkulunkulu indodana, futhi lo nguNkulunkulu umoya ongcwele. Manje kini lina bazalwane elithiyeneyo lapho, khangelani lokhu okomzuzu nje futhi libone engizama ukulikhombisa khona. Ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu engalenza likubone. Manje khangelani lina lonke, ngiyakholwa okufanayo kodwa udevel ungene phakathi kwenu njalo walehlukanisa ngakho kuyinto efanayo sibili, futhi ngizalitshengisa ngosizo lukaNkulunkulu futhi langebhayibheli kaNkulunkulu. Nxa kungase uBhayibheli ngakho lingakwamukeli kukahle. Kodwa kathesi khangela, lokho kuyini uNkulunkulu ubaba, lokho nguNkulunkulu indodana, lokho nguNkulunkulu umoya ongcwele. Yebo-ke kathesi asimeni okomzuzu sibeka lokhu okuthathu la uNkulunkulu uyise indodana futhi umoya ongcwele o angiyi kuba lesikhathi sokwenza lokho mina kodwa bo kahle ngizashesha ngokwenelisa kwami lingixolele bazalwane bami kodwa angikazi ngikhulumelani futhi ngifuna ukwenza lokho futhi ke khangela uNkulunkulu uBaba indodana umoya ongcwele manje ngubani owayenguyise kaJesu Kristu uNkulunkulu wayenguyise kaJesu Kristu sonke siyakukholwa lokho kuqondile na manje nxa singathatha uMateyu 28:19 lapho uJesu wathi ngakho hambani lifundise zonke izizwe libabhaphathize ebizweni likayise lendodana lelikamoya ongcwele sekudlule amalanga alithumi uPetro wase sithi phendukani libabhaphathizwe lonke ebizweni lenkosi uJesu Kristu kulokuphikisana okuthile kwenye indawo manje ngasi kulokho wonke umuntu ufakazile lokunjalo nanku lapha nanti ukholo lwami njalo ngilubeka phambi kwenu bazalwane angikutsho lokhu kuma phuluphuthi kukini kodwa ngifuna ukulitshengisa lokhu engubonayo nhlangothi zombili ukuze umoya ongcwele elambulele kini bona manje kuMateyu 28:19 futhi nxa uMateyu 28:19 ephikisana loZenzo 2:38 ngakho kuloku phikisana eBhayibhelini futhi alifanelanga iphepha elalotshwa kulo manje ungananzelela kuMateyu isahluko 16 uJesu wanikeza kuPetro isambulo futhi wamnikeza isihluthulelo manje kumbula iBhayibheli alambulwa ngemfundiso yezenkolo eyenziwa ngumuntu ngitsho yisambulo kwakuyisambulo ekuqaleni kungani u-Abela wanikela kuNkulunkulu umhlatshelo olunge kakhulu ukwedlula uKhayini kwembulwa kuye ukuthi kwakungasimapintshisi lama-aphulu lama-orenji lama-aphulu nxa ama-aphulu engenza abafazi ukuthi bazibone ubunqulo kungcono sibaphe ama-aphulu njalo mzalwane alicabangi njalo na manje lokhu kuzwakala sengani ngikuhlambalaza kodwa angitsho lokho kodwa kwakungasi ama-aphulu hatshi numzana manje futhi nxa kunjalo ngakho-ke kwembulwa ku-Abeli ukuthi wayeligazi likayise ngakho wanikela igazi ngoba kwakuyisambulo into yonke iyakhelwe phezulu kwalokho manje khangela nangumgoli wenhlanzi omdala ongazilutho ongelangitho imfundene leyo iBhayibheli ithi wayengazi njalo engafundanga kodwa wayemi khonapho futhi uJesu wasembuza umbuzo lithi ngingubani mina indodana yomuntu omunye wathi kungani ungumose kumbe bathi ungumose bathi bangithi ngingubani omunye wathi kungani uJeremia kumbe omunye wabaprofeti futhi lokho lalokhuyana kumbe okunye yena wathi akusiwo umbuzo lo ngilibuzile lini lithi ngingubani mina futhi uPetro wahle waphuma ecikeni wathi uyindodana kaNkulunkulu futhi yena wathi ubusisiwe wena Simoni ndodana kaJonas manje khangela inyama legasi akukwambulelanga lokho kodwa ubaba wami osezulwini bona manje khangela kathesi ibandla lekatolika lithi wakha ibandla phezu kukaPetro kungamanga ibandla lamaprotestanti lona lithi walakha lona phezu kwakhe kodwa manje khangela ufumane bona ukuthi yikho walakha lona phezu kwesambulo sikamoya esokuthi wayengubani bona ngoba wathi ubusisiwe wena Simoni ndodana kaJonas inyama legasi akukwambulelanga lokho ngithi wena ungusimoni phezu kwaleli dwala dwala bani sambulo ngiza kwakha ibandla lami njalo amasango esihogo kasozi alinqobe lona ngakho uPetro wathi emile lapho uMateyu 28 echiwe futhi waphenduka futhi amalanga alithumi esedlule elesambulo lesi njalo ebhaphathize ebizweni eleyinkosi uJesu Kristu kwakwenzelani elesambulo sikaNkulunkulu njalo elezihluthulelo zombuso mzalwane manje ngingalizwisa ubuhlungu okomzulu nje olunye uhlangothi lwenu kodwa manini okomzulu akula ngitsho indawo eBhayibhelini lapho umuntu wabhaphathizwa ebizweni likayise ndodana umoya ongcwele akula ngitsho indawo eyodwa emibhalweni njalo nxa ikhona ilethe nxa futhi ungayifumani loba ngaphi embhalini engcwele kuze kube sekubunjweni kwebandla lekatolika ngifuna ukulengise akula ndawo kathesi futhi lokhu liqiniso kodwa manje mana umzuzu lina wanesi umzuzwana nje manje akula ndawo lapho nxa omunye umuntu engangitshengisi okulotshiweyo embhalweni lapho leso senzo sobhaphathizo esasetshenziswa khona eBhayibhelini sikayise ndodana moya engcwele ubotshele ukuthi ubuye uzongitshela lapho omunye
owapapathizwa ngaleyo ndlela.
Futhi abanye bakhona bathi yebo ngizathatha uJesu akuchoyo, hathi uPetro akuchoyo. Nga babe phikisana omunye lomunye siza kuyenza njani? Nga konke kungasi uNkulunkulu yipi ingxenye yeBhayibheli eqondileyo. Konke kufanele kuhambela futhi kubuye ndawonye futhi kuphela isambulo sikaNkulunkulu. Izikolo zethu azisoze zikufundise kuyisambulo. Okufanele usibone sona. Ngakho ke nga abantu la ababili babe phikisana omunye komunye. Ngakho luhlobo bani lweBhayibheli esilubalayo. Ngikwazi njani ukuba uJohane 14 uqondile kumbe hatshi? Ngikwazi njani ukuba uJohane 3 uqondile kumbe hatshi? Njani njani? Ngazi njani? Bona. Kodwa indlela kuphela eyokuthi ngibe lokholo kuNkulunkulu. Ngikwazi ukuthi lelo iBhayibheli liqondile. Njalo ngiyalikholwa liqondile. Lona futhi ngihlale ngiqondile kanye lalo. Laloba ngingalizwisisi ngiyalihambisa loba kunjani. Kodwa nxa lokho kuphikisana kusisi. Mina ngiyahamba phambi kaNkulunkulu ukuyadingisisa. Futhi igilosinye ehlangana lami emhlanganweni njalo ebusuku iyo yona eyangifundisayo lokho bona. Manje bona ngalokho kuyikho ukuthi kuyikho njani. Manje uMateyu 28:19 asikhangeleni okwesikhatshana manje. Futhi manje ngizathatha uZenzo 2:38 khona lapho. Lapho uPetro wathi inkosi uJesu Kristu. Futhi uMateyu wathi uyise indodana umoya ongcwele. Manje lale wathi libabhapathizeni hathi ebizweni likayise, ebizweni lendodana, ebizweni likamoya ongcwele. Kazange atsho ukuthi akulabizo ebizweni. Akazange athi libabhapathize emabizweni kayise, indodana lomoya ongcwele ngoba akulangqondo. Wathi babhapathizeni ebizweni likayise, indodana lomoya ongcwele, liqiniso na. Likayise indodana lomoya ongcwele ukuhlanganisa futhi hathi emabizweni likayise ebizweni lendodana ebizweni likamoya ongcwele hathi emabizweni kayise indodana lomoya engcwele kodwa ebizweni ubunye likayise indodana moya ongcwele. Manje yilipho kulawo okulibizo eliqondileyo elokubhapathizela kulo? Ibizo linye yilipho elihile? Uyise yilo ibizo eliqondileyo kumbe indodana yilo ibizo eliqondileyo kumbe moya ongcwele yilo ibizo eliqondileyo? Ibizo kwenye indawo, kulungile lokho? Yebo. Manje ngifuna ukulibuza okunye. Manje ke nxa ibizo, ngakho ke nxa uJesu wathi babhapathizeni ebizweni likayise, indodana futhi lomoya, bangaka bakukholwa ukuthi uJesu watsho njalo? Yiwo umbhalo kungumateyu 28:19, ebizweni likayise indodana. Yilutho esihathi bengicabanga kulungile mnumzana. Yebo. Yebo. Manje ebizweni likayise, indodana futhi lomoya ongcwele. Manje lalelani bazalwane, akulanto enjengokuthi ibizo likayise ngoba yise akusibizo isihloko. Akulanto enjengokuthi ibizo lendodana ngoba ndodana isihloko. Akulanto enjengokuthi ibizo likamoya ongcwele yikho ayikho yena. Ngangikutsho lokho esidlweni sekuseni sabatshumayeli ngenye ikuseni ukuthi omunye owesifazana ngaphandle kohlelo kunjalo loba ngubani ubengaphazamisa loba yini kanjalo. Wathi mana komzuzu nje ngiyaxolisa, wathi moya ongcwele libizo. Ngathi yikho oyikho wona, ngingumuntu kodwa ibizo lami alisimuntu, kungumoya ongcwele, akusi lobizo. Yikho oyikho wona, libala elimela umuntu. Yebo ke kodwa akusilo ibizo. Manje nxa wathi yena babhapathizeni ebizweni likayise lelendodana njalo lelo moya ongcwele, futhi uyise indodana kumbe umoya ongcwele akusibizo, ngakho ibizo liyini? Sifuna ukukudinga. Manje sonke singakuthola endaweni yinye lapha nxa lingakhangela futhi ngisebenzise isikhathi esincane kathesi kumbe silondoloze isikhathi esincane bengifuna ukutsho. Manje nanzelela uMateyu 28:19. Manje angitsho ukuthi ningabe lakwenza abanye benu bodade kumbe abazalwane, ningabe ladobha ibhuku ngolunye usuku njalo lakhangela emuva kwalo lathi uJohane noMaria baphila kuhle emva kwalokho. Yebo, ngubani uJohane?
lo Maria kuyini kubani uJohane lo Maria abaphila kuhle emva kwalokho kulendlelanye kuphela ozaba kwazi ngayo ukuthi uJohane lo Maria ngoba lokho nqa kudida kuwe uyela uyebala ibhuku uqondile na uyela ekuqaleni uyobalisisa lonke futhi kuya kutshela ukuthi uJohane lo Maria ngoba yebo ke nqa uJesu wathi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu eyathi ngakho hambani lifundise izizwe zonke libabhaphathize ebizweni likayise lelendodana lelikamoya ongcwele njalo uyise indodana kumbe umoya ongcwele akusilobizo ngakho ke nqa kudida kungcono sibuyele ekuqaliseni kwebhuku manje asivuleni kusahluko 1 sikaMateyu njalo siqale khonapho ukunikeza imbali yosendo kuze kwehle kufike kundima 18 manje khangela kathesi khangela umzuzu nje lo nguyise esandisa sokudla lokho okuphakathi indodana lalokho ngumoya ongcwele manje lo nguyise kaJesu Kristu uqondile na uNkulunkulu nguyise kaJesu Kristu sonke siyakukholwa lokho na kulungile manje uMateyu 1:18 wathi ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba kanje lapho unina uMaria esethembisane loJoseph bengakahlangani wafunyana elesisu ngo bengicabanga ukuthi uNkulunkulu wayenguyise wakhe uza kuzala indodana ubusuyithi ibizo Jesu ngoba uJoseph umkakhe engumuntu olungileyo engathandi ukumyalisa ebantwini kodwa wayefuna ukumlahla ngensitha ngale indlela wathi esanakana lezi zinto khangela ingelosi yenkosi yabonakala kuye ephutsheni isithi Josepha ndodana kaDavid ungesabi ukumthatha uMaria umkakho ngoba lokhu akhulelweyo kungoku bengicabanga ukuthi uNkulunkulu wayenguyise wakhe manje ulaboyise ababili yini bazalwane ngezake ebela nxa yena wayela wayengumntwana obufe futhi luhlobo bani lwenkolo esilayo la kumele uvume ukuthi uNkulunkulu uyise futhi lo moya ongcwele umoya munye ofanayo ngempela kuyikho ngempela umoya munye ofanayo manje sesiqedile njalo liyakubona njalo uza kuzala indodana njalo baza uyithi ibizo lokuthi Jesu ngoba yena uza kusibisa abantu bakhe esonweni sakhe lokhu konke kwenzeka ukuba kugcwaliseke ngicaphuna umbhalo lina bafundisi liyakwazi ngisaqhubeka ukuba kugcwaliseke kwakhuluma umprofeti ngenkosi esithi intombi into iza kuthatha isisu ibelethe indodana kuthi baza kuyibiza ibizo lawo ngokuthi uEmmanuel okuyikuthi ngokuphendulelwa uNkulunkulu ulathe kuqondile lokho na ngakho ke ngubani ibizo likayise indodana lomoya ongcwele yebo ngempela yiso isizathu uPetro wabaphaphathiza ebizweni likaJesu Kristu kodwa angilandaba nxa uphaphathizwe ebizweni leluba leSharon iluba lesigodi inkanyezi yokusa lezi yizihloko futhi nxa inhliziyo yakho ilungile phambi kukaNkulunkulu yena uyayazi inhliziyo yakho kodwa manje kathesi ngikutshengisele lokhu manje kathesi ngithe manje umfowethu Skizimo wathi manje njengoba lisazi ngeqiniso lokho kwakhanya ingani i-oneness ngakho ube eqondile ngalokho manje ngathi manje lapha ngifuna ukutsho olunye ulutho kini bona but manje ngifuna ukulitshengisa ukuthi laba amadoda amabili batsho into efanayo manje uMateyu wathi ebizwe likababa kuliqiniso na kulungile futhi uPetro wathi ebizweni lenkosi uMateyu 28:19 wathi ebizweni likayise kuthi izenzo 2:38 wathi ebizweni lenkosi uDavida wathi inkosi yathi enkosini yami kwakungubani uyise lenkosi libizo elifanayo uDavida wathi inkosi yathi enkosini yami hlala wena esandleni sami sokudla bona ebizweni likayise ebizweni lenkosi futhi uMateyu wathi ebizweni lendodana futhi uPetro wathi ebizweni likaJesu ngubani indodana uJesu ebizweni likamoya ongcwele kwakunguMateyu futhi uPetro wathi ebizweni likaKristu ilizwe uyise indodana umoya ongcwele inkosi uJesu Kristu indaba uphelele njengokuba kunjalo bona mfowethu Sizimo wathi kimi kumbe mfowethu Sizimo umzalwane we-oneness wathi mfowethu Branham kulungile kodwa wathi lokhuyana yilokho ngathi ngakho-ke lokhu yilokhuya kulungile bona ngathi nxa kuyilokho lokhu yilokhuya ngakho kuyini eliphikisana ngakho? Ngathi kahle ngilikhuthaze bazalwane, nxa ngingabhaphathiza umuntu nanko lapha. Ngathi manje nangu Dr. Ness. Ngakho-ke wena omunye wathi isikhatshana esidluleyo lina bazalwane lina ebelimazi uDr. Ness. Yebo, ngizathi lapha mfowethu Hicks lapha ule ngicabanga ukuthi ule degree kadokotela, kuqondile na? Kulungile. Manje ngithe nxa uDr. Ness ehlezi lapha, manje ngithe nxa bengifuna, manje nxa ngingathatha umuntu ngiye emanzini ukumbhaphathiza, ngiyakunanzelela ngendlela efanayo laye. Ngathi lokho bekuyizihloko eziya ebizweni lakhe. Ngathi manje abazalwane be-assembly basebenzisa izihloko, futhi abazalwane be-oneness basebenzisa ibizo. Ngathi manje ngizalitshengisa ukuthi ngiphambukile lobabili, mina ngiqondile. Liyazi ukuthi kuzamele la madoda aphansi kokusinda, ngile ndlela kumele libe lomqondo wokuhlekisa kanye lesikhatshana ukuba ukhulule kancane. Ngakho ngathi ngizalitshengisa ukuthi ngiphambukile lobabili, mina ngiqondile. Ngathi manje nxa ngabe bengifuna ukuhlonipha umfowethu Ness, bengizathi kumbe umfowethu uHicks lap bona, bengingathi Hicks, manje lokho kungazwakala mnandi na? Ngathi awu, nxa ngabe ngithe dokotela, yeyi dok, zithi manje lokho kuzwakala kungelanhlonipho, akusikho na? Lapho ngathi yiyo indlela lina be-assembly elenza ngayo bona. Lapho lina bazalwane be-assembly lisithi ebizweni likayise lendodana lomoya ongcwele, ngiphonga ukuthi ebizweni likamhlonitshwa udokotela. Ngase ngisithi ngakho lina bazalwane be-oneness nxa liphaphathiza lithi Jesu, abasebenzisi bona oJesus only, basebenzisa nje ibizo Jesu. Kulabo Jesu abaningi, kodwa yinkosi uJesu Kristu. Liyabo, baningi baphaphathizeni ebizweni likaJesu. Mina ngempela angivumelani lokho, akulampala. Wena thatha owakuqala bona nxa kungasi inkosi Jesu Kristu. Ngempela uyinkosi uJesu Kristu, baningi oJesu ngempela, njalo uKristu ngocotshiweyo. Ngathi manje nxabe ngizatsho into yinye kumfowethu Ness, bengiza kuthi kungazwakala kuhle ukuthi ngithi hey Ness. Ngathi yiyo indlela lina ama-oneness elitsho ngayo bona. Akusikho ukweyisa okungelanhlonipho kuleyo ndoda efundileyo ukuthi wathola i-degree yobudokotela. Nxa efunde kanzima kulokho, kufanele akuphiwele inhlonipho lokho. Futhi ngathi ngakho nxa ngabe ngithe hey dok, ngathi lokho akuzwakali kuku ukuba umfundisi abingelele omunye, kumbe ngathi yiyo indlela eliyenzayo ngayo kuphela ngecele lesihloko. Kodwa ngathi lapho ngithatha umuntu ngisiya emanzini, ngiyahamba lapho njalo ngimbuze futhi ngixoxelaye njalo ngithole ibizo lakhe futhi lokuthi ungubani njalo lokholo lwakhe. Ngakho ngibe sengikhuleka ngisithi, manje baba, njengoba wasilayeza hambani emhlabeni wonke liyenze izizwe zonke zibe ngabafundi. Lina bazalwane liyazi yikho okwasekuqaleni bona, lenze abafundi izizwe zonke, libabhaphathize ebizweni likayise lelendodana lelikamoya ongcwele, libafundise ukugcina zonke izinto engeli zonke izinto osifundise zona. Ngakho-ke ngathi mayelana lokufakaza kokholo lwakho, mayelana lokufakaza kwezono zakho futhi lokholo lwakho kuyindodana kaNkulunkulu, ngiyakuphaphathiza mzalwane wami othandekayo ebizweni lenkosi uJesu Kristu. Ngathi yiyo indlela engubhaphathiza ngayo, ngiyananzelela izihloko zakhe ukuthi wayeyini uyise indodana lomoya ongcwele, futhi isizathu uJesu watsho njalo sasi. Manje khangela, nxa lokhu kungenjalo kulokuphikisana empalweni wakho, kulokuphikisana njalo uzakwenza njani lapho? Sithi nxa lumfo wethu ombhuda engaphakama etsho njalo, manje lokhu-ke bathini lapho? Bengitsheli ngale lapho lumfo wethu wesi-India emelana lo Morris Reddit njalo wathi kuye, wathi pho-ke uMarko 16 waze wadeda kukho. Akumelanga udedele ulutho, yilo ilizwi likaNkulunkulu. Hlala la, khuleka kuphela, thola isambulo konke kundawonye. Bona bobabili batsho into yini, manje hatshi izihloko, hatshi khonoko. Ngathi manje ngamnanzelela, wayenguyise hatshi omunye uNkulunkulu, wayeyindodana hatshi omunye uNkulunkulu. UNkulunkulu ofanayo wena izikhundla ezintathu uNkulunkulu esikhathini sokuba ngubaba, nxa ufuna ukukubiza njalo ubuyise ubudodana njalo nguNkulunkulu munye okithi kathesi ngizakuba lani, isabizwana somuntu ngizakuba lani.
Ngakho liyabo izikhundla ezintathu athi onkulunkulu abathathu. Manje mzalwane, nxa abalandeli bengakusebenzisanga futhi kusiya njalo, angitsho lutho ngiphikisana la. Kulungile, ngiyalitshela, nxa umuntu ephuma la wabhaphathizwa ebizweni leluba le-Sharon, iluba lesigodini njalo lenkanyezi yokusa, njalo ekholwa uJesu Kristu njengomsindisi wakhe, ngingathi unkulunkulu akubusise mzalwane. Wozani sihambe, bona kulungile. Ngoba nxa inhliziyo yakho ingalunganga, awulunganga. Loba kunjani? Kunjalo ngempela. Njalo inhliziyo yakho kufanele ilunge. Futhi ngathi manje khangela, manje nxa ngiza bingelela umfowethu uNess la, ngizathi uRev Dr. Ness, kunjalo sibe ungumfundisi, ufanele ananzelelwe njengo Reverend. Ufundile njalo ufunde okujulileyo le degree yobudokotela. Ngakho kufanele abizwe ngokuthi dokotela. Yiso isihloko sakhe. Bona futhi ibizo lakhe nguNess kuloba. Manje angeke ngitsho hey Ness, hey Doc. Hachi lokho. Kuyabe kungalunganga. Ngingatsho uRev Doc Ness. Bona yikho engubizayo. Bona lokho ayikho konke uyise indodana lomoya ongcwele inkosi uJesu Kristu. Futhi ngathi nxa ngingabhaphathiza omunye emabandleni enu wonke, iyo indlela engingabhaphathiza ngayo. Ngathi ungamamukela na mfowethuNess, wathi ngempela usebhaphathizwe ebizweni likayise elendodana lomoya ongcwele. Ngathi ungamamukela na mfowethu Sizimu, wathi ngempela usebhaphathiziwe ebizweni likaJesu. Ngathi ngakho yini indaba ngani bazalwane? Kungani ngingakwamukeli lokho? Njalo lidilize imduli le lapho laba abantu abahawulayo ba abe oneness bafuna impela amabandla bafuna ukukhonza lama assemblies. Kuthi ama assemblies ibandla bafuna ukukhonza labe oneness. Kuthi labazalwane banjalo banjalo. Kodwa nxa nje uDevil ebenza abantu, manje liyabona engikuthoyi bazalwane. Ngifinyelela into yinye uJesu Kristu, futhi lokumanyaniswa komzimba kaJesu Kristu iyo injongo yami. Manje angitsho lutho mayelana hey awuphaphathizwanga ebizweni likaJesu uya esihogweni. Manje ngumbhedo lo, ngizalitshela okwenzakala ngolunye usuku. Bengiphansi eTexas phambi kokuba ngingakasuki, kuthi abazalwane lapha bangafakaza kulokho. Abe bandla le-Oneness, amabandla angamachumi ayisikhombisa lambili, babesekela imhlangano yami. Njalo ngafaka umfowethu Pete, umzalwane we-Assemblies of God, phezu kwe-platform lobo busuku. Manje liyakwazi ukuthi liqiniso. Ungumzalwane othandekayo, umfowethu Pete, nxa omunye wenu emazi suka eBeaumont, Texas, ngomunye wamadoda alungileyo esenge ngahlangana lawo. Umkakhe liyikatholika eliguqukileyo, umfazi ongcwele ngempela, uyindoda kaNkulunkulu yoqobo. Ngitshela ukuthi ngubani olungileyo ukudlula indoda uRoy Wheat owe-Assemblies of God. Thoni omunye phakathi kwala amadoda akhangela la bonke la abazalwane engibaziyo lapho. Umzalwane ovela kubandla le-Philadelphia lapho, njalo la madoda e-Assemblies of God, njalo ngubani olunge kakhulu kulalaba bantu? Ngitshela ukuthi ngaphi. Ngitshela ngubani olunge kakhulu ukudlula uJack Moore? Ngitshela lokho. Yilokho abakuthoyo ngabanye babo kala mqondo odlulisa amalawulo. Uyafumana abalomqondo abadlulisa amalawulo nhlangothi zombili, njalo yikho lapho abantu abakhomba khona, futhi yikho lapho uDevil akhomba khona. Kodwa bonke ngamadoda kaNkulunkulu, uNkulunkulu ubanikeze umoya ongcwele. Ngabe kungasi musa kaNkulunkulu, ngabe sonke asise ngokuxabana kwethu lokunjalo, lokho kuliqiniso. Kodwa umusa kaNkulunkulu uyasibophanisa ndawonye. Akumangalisi yikho sihlabela, silungile isibopho esibopha inhliziyo zethu ndawonye ethandweni lesiKristu. Yikho esikudingayo njalo ke. Futhi njalo liyazi ukuthi umphathi jikelele phezulu kwebandla wangibiza wathi ubusazi okwenze izolo ebusuku, ubusuku bami besibili lapho. Ngathi ini? Ngathi ngibe lomhlangano omuhle. Wathi ube le ndoda kupulpit eyisoni. Ngathi bengingazi lokho. Ube ngapha? Wathi umnuphethi. Oh, ngathi isoni ini? Ngathi ungumthumayeli we-Assemblies of God mzalwane. Wathi yebo, kodwa ulokhu eyisoni ngoba kabhaphathizwanga kuhle. Futhi ngathi mzalwane, ngiyacela ngitshele ukuthi kungani. Ngathi ulomoya ongcwele. Wathi mfowethu Branham uPetro wathi pendukani liphaphathizwe ebizweni lika Jesu Kristu ukuze lithethelelwe izono zenu. Ngakho izono zenu ngezake zithethelelwe uze ubhaphathizwe ebizweni lika Jesu. Ngathi yiyo indlela namzalwane. Wathi yiyo indlela. Ngathi uNkulunkulu waphazamisa uhlelo lwakhe ngokwakhe kumsebenzi 10:49. Ngoba kwathi Petro esakhuluma lawo mazwi umoya ongcwele wehlela phezu kwabo bonke abalizwa ilizwi futhi babengazake baphaphathizwe ngitsho ngakho uNkulunkulu wanikeza umoya ongcwele ebantwini ababengaguquka lokuguquka ngathi umi ngapi emhlabeni na. Wathi uyazi isiza kwenza wathi siyadweba indingilizi njalo siyakukhupha kuzigombolozi sethu ngakho ngathi ngizadweba eyinye futhi ngikungenise phakathi njalo. Ngathi ngeke ungikhuphele phandle ngoba ngiyakuthanda boni ngeke ukwenze nje. Ngathi baningi kakhulu abanye babafowenu abangithandayo nabangikholwayo. Ngathi wena ngiza baza kuza loba kunjani. Ngathi baza kuza futhi awungeke ungikhuphele phandle. Nxa ungangikhuphela phandle ngiza kungenisa phakathi. Ngathi nxa ungenza izigombolozi esisodwa uNkulunkulu ngomusa wakhe uzangenza ngidwebe esinye njalo ngikudonsele phakathi futhi kulungile ngibalethe phakathi njalo. Futhi mzalwane ebizweni likaKristu mangitsho lokhu ngiyazi ngibambe isikhathi la njalo sokufika isikhathi sokuvala ngiyacabanga kodwa ngiyekele ngitsho lokhu bona. Futhi ngathi kuleyo ndoda ngathi ngizahamba lawo nxa nje uthumayela umbhalo njalo ulothando njalo ukholwa ukuthi futhi uthumayele njalo uthi uyabhaphathiza abantu hathi ebizweni likaJesu uJesu kuphela hathi mnumzane. Ngingeke ngempela ngikwamukele lokho ngoba ngazana labo Jesu abaningi yabazi e-Afrika njalo le ndawo ezehlukeneyo abantu ababizwa ngokuthi Jesu. Kodwa nxa uzasebenzisa ilizwi lokuthi iNkosi uJesu Kristu ngizahambisana lawo ngalokho kulungile lokho ngiza kuma lawo. Ngicabanga ukuthi kufanele ufake uyise indodana lomoya engcwele kuqala bona ukuthi ukuthole kuhle. Ngathi ngicabanga ukuthi kufanele kodwa wathi hatshi lokhu sokubuyele ebuthathwini. Ngathi akusikho ukuthatha kuNkulunkulu munye ezikhundleni ezintathu akusikho ukuthatha uNkulunkulu abathathu thina asila boNkulunkulu abathathu. Ngempela ngitsho akulanto enjalo akufundiswanga eBhayibhelini njalo kulo uNkulunkulu oyedwa. Zwanini Israyeli ngiyinkosi uNkulunkulu wenu uNkulunkulu oyedwa. Umlayo wokuqala aliyikuba labanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ngempela nginguNkulunkulu oyedwa hatshi abathathu. Leyo yindlela yesikatolika futhi kwakuyiyo kukhokhela kusuka kukatolika kusiya kumaLutheran njalo kusehla ngokunjalo futhi kulukholo ebantwini lamhlanje ukuthi silabo uNkulunkulu abathathu. Futhi yikho lapho ongasozi leli ivangeli alisoze liye kumaJuda lokhu engakuprofitayo ngenye ikuseni lapho kummishinari wesiJuda. Awusoze uthathe uNkulunkulu wobuthathu umuse kumJuda awusoze ukwenze lokho. Yena-ke akanjalo wazi ngcono ukudlula lokho bona uyazi kakhulu ngeBhayibheli ukudlula lokho. Kodwa yena akasi uNkulunkulu wobuthathu kumJuda. Nxa ungamazisa ukuthi kunguJehova ofanayo uza kwamukela lokhu kathesi mpela yikho boni. Futhi ngiyakukholwa konke lokho njengoJosefa watsho bafowethu lingazondeli ngoba uNkulunkulu ukwenzile lokho yabo ngoba into ukuze kuthi ulindele lesi sikhathi yikho kuphela ngoba isizukulwane sethu sabezizwe sesizaphela manje ngiyakukholwa ngenhliziyo yethu yonke. Ngakho liyabo bazalwane bami ngizama ukufinyelela kokunye lokho lequku labantu elamadoda abalobhaphathizo likamoya ongcwele. Iqhuku lika Amy McPherson wenzani? Okokuqala wayengowe oneness ngiyakhola wasephuma waba ngowe assembly wasephuma njalo wazihlanganisa ngokwehlukeneyo lapho kungasiyisikhathi eside esidlulayo wabe ixuku elincane into encane. Ngangihlezi emhlanganweni oka-OL Jaggers manje sonke siyamazi u-OL Jaggers uyise wamncedisa ukusungula i-council jikelele ye-Assemblies of God. Manje u-OL yindoda enkulu ungumthumayeli omkhulu. Ngamtshela kungesisikhathi eside esedluleyo ngathi mfowethu Jaggers nxa ngingathumayela ngendlela oyenza ngayo bengingasuze ngibe le nkonzo yokusilisa. Kodwa wayesethethe konke lokho okwegazi njalo le wayini futhi lokunye lapho eqala khonale. Ngiyaxolisa nxa ngilizwisa ubuhlungu imizwa yenu bazalwane ngalokho
kukahle onkulunkulu engenza igazi lize iwine ize kumbe amafutha eze noba yini ayifunayo kodwa lokhu akwesuli izono hathi nomzana hathi nomzana hathi ngempela igazi lika Jesu Kristu aliyikuswela amandla ayo kuze kuthi lonke ibandla elihlengwele likaNkulunkulu lisindiswe ukuthi lingone futhi ngathi mfowethu Checkers ngamthatha ngambiza futhi ngangilamadoda abangabo somabhizimisi esiKristu ngakho ngathi mfowethu uL wathi ungaphi lapha emhlabeni ngangise hoteleni encane ejibileyo phandle le wasi sithi kutsho ukuthi bakufake phandle le ngathi yiso isifiso sami nxa ngisiza kuwe ngathi kuyini okwenzileyo ungifakele e-Stadler Hotel njalo bengimile ejikweni bangihlalisa etafuleni bengingazi ukuthi ngisebenzise inqamu iphi kumbe ini futhi bengingahamba ngehla ngingelajazi babefuna ukungixotsha futhi ngangisithi angikwazi ukuziphatha wathi ngiza kuhambisa le nxa besehluleka ukukwenza lokho ngathi hatshi nomzana ngathi engufunayo ikudla isteak lawe nxa ungasibhatalela wathi kukahle ngakho ke sasesiphuma sisiya kwenye indawo njalo sahlala phansi njalo mina ngathi mfowethu Checkers ngiyakuthakazelela ngempela futhi ungumngane wami othandekayo umzalo nomhle futhi ngangile phetshana lakhe njalo lapho wayelo mfazi owabuya la evela ngaphesheya kolwandle owayele gazi ezandleni zakhe njalo le zinto ngakho bengilakho la ngangifuna nje ukuthi akukhiphe kanye ngakho bengilakho kuphetshana lakhe uyazi ngathi senginanzelele ukuthi uya ngapha ule usiya kuba le mvuselelo enkulu ngoba amadoda angosomabhizimusi babelami le ngempela ukukhangeleka ingathi abantu bayazi nxa umoya ongcwele ungambula phezulu kuplatform angeke yini akutshele okwenzakalayo ezindaweni na bazalwane ngingakutshela ibala ngebala njalo ngikufakaze ngomfo wethu Carlson lo mzalwane lo ola ngahlala emhlanganweni izolo njalo ngatshela laba bazalwane okuza kuba khona la Luxen kukahle khona sibi ngoba umoya ongcwele wangivusa futhi wathi mana ngasefastelela ngakhangela ngasefastela futhi wangitshengisa lokho sibi ngathi kathesi bazalwane ngilitshengisile lokho ngempela lapho ngani bekumele babekwazi lapha kungasiyisikhathi eside sedluleyo indoda yasukuma lapha eChatauqua futhi yathi mfowethu Branham ngumprofethi kangizitsho ukuthi ngingumprofethi bona kodwa wathi mfowethu Branham ngumprofethi nxa ephansi komoya wokudalula kodwa wathi o imfundiso yakhe yitshefu linanzelele ngaye ngacabanga indoda efundileyo ingatsho into enjengaleyo kutshona ukuthi umprofethi umhumuthi kamoya welizwi ilizwi lenkosi leza kumprofethi uyabo kodwa khona lokho nje akusikuzwa kumbe ukuthi kodwa kungenani mfowethu Checkers futhi ngathi wathi ngathi ngibonile ngalo mfazi olegazi lelo esandleni sakhe oh wathi mfowethu Branham into emangalisayo osuke wayibona ngathi mfowethu Checkers ngiyakuthanda uqala ngifuna ukufake isandla sami kwesakho asithi singabazalwane wathi impela yini inkinga ngathi ungomunye wabachumayeli abalamandla engibaziyo uyisitsha sikaNkulunkulu wena wathi ngiyabonga mfowethu Branham uthobekile ngempela ngathi angitsho lokho ukuzithobisa ngitsho lokho ngoba ngiyakukholwa uyinceku kaNkulunkulu kodwa ngathi mfowethu Checkers ngaphandle kokuthi uyagijima kakhulu awulakho ukulinganisa kwalokho okhuluma ngakho uyasisekela futhi nansi indaba ngeningi lenu abe-Assemblies of God lamanye amadoda mayelana lenkonzo zokusiliswa angilicala kulokuningi okuthiwa lo Thomi lapha ngumzalwane olungileyo njalo siyazi ukuthi uma iqine kangakanani kodwa kuningi okusemhlabeni okungaphansi kwebizo lokusilisa kukamoya akumangalisi alifuni ukusekela imihlangano edolobheni bayabuya njalo baqedele abantu imali futhi baphume futhi kuyini abalakho unganika abantu okudlulisa lokho okwenza nxa uphambili iplatform kupulpit yakho futhi liqondile bazalwane ngiyalitshela liqondile kodwa kunje ngangibala imbali kaMartin Luther ithi yona kwakungasifihlakalo ukuthi uMartin Luther wayephikisa ngokutshengisela ibandla lekatolika njalo kungelanto eyenzakala kuye labala imbali yakhe kodwa uMartin Luther wayengaphakamisa ikhanda lakhe phezu kokudlulisa amalawulo okwakulandela imvuselelo yakhe lapho kwakulemfihlakalo futhi nxa isimangaliso senzakele abangasokwanga bayalandelwa njengokufanayo eGibhithe futhi kuhlezi kubangela uhlupho ezweni siyakwazi lokho nxa siphumela phandle le okwathi kwavuka uKhora njalo uNkulunkulu wakuphidlisa kodwa bazalwane angilicala umfowethu Checkers wahlala lapho njalo wazama ukungitshela lo lokho ukuthi kwakungumoya ongcwele owayekwenza lokho futhi wathi njalo-ke ngangile emaphepheni akhe ngathi kowethu Jegas kathesi ngathi ngafunda ngafika ku-grade 7 njalo wena ungudokotela wezinkolo njalo wafundela ukuba liqwetha wena wakhuliswa kuhle ebandleni elihlanzekileyo elihloniphekayo i-Assemblies of God uyihlo wancedisa ukusungula lolokholo futhi wena usuhlubuka lokho kukuwe kodwa ngathi lokho kusemuntwini loba nguphi ofuna ukwenza lokho angidwebi mzila lapho kodwa nxa kusiza endaweni lapho isitsha esinjengawe singazuza imphefumulo eyizinkulungwane kukristu yakhe intshumayelo yakho phezu komuzwa wenyama ngathi mfowethu Jegas uyakha ikholamu kanjalo nxa kungela ukulinganisa kwalokho kuza kuwa ngemva kwesikhatshana futhi kumele ube lombhalo kwalokho okhuluma ngakho wathi ukhona umbhalo ngathi uveze wathi yebo mfowethu Branham wathi ngumoya ongcwele okwenzayo lokho ngathi ngitshengisa umbhalo lapha owathi umoya ongcwele wayenza igazi ukuthi liphume emuntwini futhi lokunjalo kanjalo kutshengise nje amafutha ephuma kibo wena wathi lawo mafutha ayengokusilisa kukamoya futhi wena wathi igazi lomfazi lo liza kuba insindiso yezizwe ngathi nxa kunjalo ngakho kwenzakalani ngegazi likajesu kristu liyasusa njalo loba yini emelana lakho uyaphikisana lakho ngathi uba yimfundiso yomphiki ukristu oh wathi mfowethu Branham uzafunda ngolunye usuku ngathi ngiyathemba ngisoze ngifunde kanjalo manje mzalwane ngathi ngiyakuthanda njalo ungumzalwane wami futhi ngathi mfowethu Jegas uzalandela imfundiso ngemva kwesikhatshana okokuthi awusoze usuke kuyo phenduka ebandleni lakho njalo uhlale levangeli ngakho ngathi ungakheli phezulu kwemizwa yenyama ngathi manje usefike ubhaphathizela empilweni enaphakade uyazi sonke isikhathi ubhaphathiza uyaphindela ekubuyeni ngumfazi omutha le ndoda entsha kathesi lokho kuza awu ngitsho ukufa ngakho lokhu sekucineni kweduka kathesi futhi amaphilisi awama-vitamins phandle kolwandle olufileyo uyabona kodwa yikho okuyikho mzalwane uyaqala kuleyo mizwa yenyama emncane futhi lina madoda lapho elilamabandla lawo liyavumela okunje kuze edolobheni futhi uyazi udeveli ukhaliphile njalo uyeqela ezintweni ezinjalo uyaqala inkani futhi uyenza abantu baphiceke njalo uyaletha ukudideka ebandleni lokunjalo kodwa lokhu akunjalo manje lapho loba uqonde kanganani nansi into inye esihlulekayo njalo esiyikhuthayo bazalwane bami manje sengivala ngisitsho lokho akukhathalekile ukuthi ngiqonde njani ukuthi ngingumuntu kombhalo okunganani njalo lokuthi ngazi okunganani ngebhayibhili likankulunkulu nxa ngingelamoya kankulunkulu owothando enhliziyweni yami usizukulwane sonke sabantu lakho konke kutsho ukuthi ngiphambukile manje upawulo wathi kwabasekorinte abakuqala eyithi laloba ngilolwazi bona njalo ngizwisa zonke imfihlakalo zikankulunkulu bona phansi kwakho konke ndini futhi ngingelathando angisilutho futhi lanxa ngingakhuluma ngendimi zabantu lezengilosi yilezo ezikhuluma kuNkulunkulu futhi yizo izikhathi zonke ezingacasiswayo loba ngikhuluma ngezindimi indimi eziqotho zabantu lezengilosi futhi ngingelalo uthando uthando akungisizi lutho ngakho-ke nxa ngisazi zonke imfihlakalo zikankulunkulu futhi ngizembule zonke njalo njalo ngizenze zihambelane futhi ngingelalo uthando kunceda ngani futhi lapho ujesu wathi ngalokhu bonke abantu bazakwazi ukuthi lingabafundi bami lapho lilo lapho abe-assembles bethanda abe-oneness labe-oneness bethanda abe-assembles lapho lilo thando omunye komunye ulungile kumbe ungalunganga futhi nxa nje injongo iphambukile isisusa siphambukile bengisitsho ngakho uphambukile kusukela ekuqaleni akunjalo na bona nxa ngingakhuluma ngeendimi zabantu lezengilosi ngingelathando kangikabi yilutho ngoba uNkulunkulu luthando siyakwazi lokho futhi ngiyakholwa ekuwukhulumeni ngendimi manje omunye wathi umfowethu Branham kakholwa ubufakazi bokuqala ngithanda ukulungisisa lokho lani kathesi bona ngithanda ukulitshela ngiyakholwa ukuthi nxa umuntu esemukele uKristu uyamukele ingxenye eyowumoya ongcwele ngoba uJesu wathi kuMathewu
isahluko 12 yesahluko 5 lamachumi amabili indima 24 wathi hathi ngiyakholwa ukuthi uJohane ongcwele 5:24 wathi ozwayo amazwi ami akholwe kuye ongithumileyo kule mpilo ephakade. Manje kulo hlobo olulodwa lwempilo ephakade njalo kangeni ekwahlulelweni kodwa usedlule ekufeni waya ekuphileni. Manje ngiyakholwa ukuthi akula muntu ongazibiza, uNkulunkulu kufanele ambize. Futhi nxa uNkulunkulu embizile sibili futhi kulabantu abaningi siyazi bazalwane abangena kumadlabuzane njalo becabange ukuthi uNkulunkulu umbizile kodwa impilo yabo masinya uyafumana uyayifumana. Nxa uNkulunkulu ekubizile ngani uya uza kuba khonani ukhona lapho njalo uzahlala khonapho bona siyakwazi. Futhi njalo ke manje akusiyo mfundiso ye-Baptist liyakwazi lokho bona, kodwa angikholwa ekuxawuleni izandla njalo ususiba nokulondolozwa okuphakade nazo zonke lezo zinto. Angikholwa lokho, ngiyitshola kancane. Nxa befuna ukukukholwa lokho, yebo kukahle. Ngiyala ngisithi ngabazalwane bami, likuseni nxa bengizacela ingxenye yephayi osokuyisikhathi sokudla kwantambama, ngingathanda icherry futhi wena ungathatha i-apple kodwa sobabili sidla iphayi bona. Ngakho akwenzi kuphela nje sisidla iphayi, yiyo indlela esikholwa ngayo. Nxa ufuna ukuba yi-oneness, woba yi-oneness. Nxa ufuna ukuba yi-assemblies of God, woba yi-assemblies of God. Nxa ufuna ukuba loba yini oyiyo Baptist Presbyterian, woba ngumKristu kukho bona. Futhi dinga ngokwakho kodwa lingaphikisani omunye lomunye, ngoba lezi zinto ezincane zonke ziyahlangana ndawonye kukahle, ziyahlangana ndawonye futhi kuze ndawo yinye. Futhi kungakhathalekile ukuthi senza kuphi, ukuba zingaki izimanga esingazenza, intaba ezingaki esingazisusa, kumbe kungaba yini kuze kuthi sifike endaweni lapho esithanda khona. Hathi ukufaniseni kodwa siyathandana lapho sithanda wonke umzalwane, kungakhathalekile ibandla aya kulo, siyamthanda. Hathi ukwenza sengathi ngoba siyazi kungumqondo wenkolo kuyi kufanele sikwenze, kodwa ngoba siyakwenza siyathandana. Yikho ukubekezela, sibekezelana omunye komunye. Futhi ngiyakholwa kwabaseKolose 3:9 kwenye indawo khonapho, ngingabe ngiphambukile ngombhalo kodwa uthi lokho, emva kokuba sengingumKristu akumelanga sibe lomona bona. Thina ngeke sibe lokholo nxa sizama ukuhlonipha lokudumisa omunye lomunye bona, ngeke sikwenze lokho, ngeke sibe lokholo. Kumele sidumise uNkulunkulu bona ukumhlonipha yena. Kholwani kubazalwane bami mpela luthando, kodwa inhlonipho nesithunzi kuya kuNkulunkulu ngokuqondane le, kodwa kholwani njalo lethemba omunye lomunye kuthi lingaqambela namanga. Nxa ngingakutshela likuseni ngiyakuthanda, kufanele ngikutsho khona lokho. Nxa kungenjalo ngingumkhohlisi yikho mpela. Manje bazalwane ngalo umzini, manje mfowethu Tommy, ngiyathemba ukuthi angiliphuzisanga kakhulu lapha. Umfowethu Tommy ulokunye okokutsho ngomzuzwana nje, kodwa ngingatsho lokho lapho ngibuya phakathi kwenu. Ngiyakukholwa lokho, ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ubaba wethu wembesa intombi ethiwa nguMariya njalo wadala kuye isakhi sekazi elaletha uJesu Kristu owayeyindodana kaNkulunkulu, idokodo lapho uNkulunkulu azivalela khona enyameni, wazibonakalisa yena phakathi kwethu. uNkulunkulu wayekuKristu ebuyisana lomhlaba. Ngiyakholwa ukuthi isakhi sekazi saphohlozwa eCalvary, kukho ukuthethelelwa kwezono zethu, umoya wasuphuma kuye futhi wasubuya phezu kwebandla, ngoba uKristu umoya ongcwele, uKristu iLogos, yaba kithi kathesi umoya ongcwele ngobhaphathizo, esenza thi uKristu wazihlukanisa ngokwakhe enikeza impilo yakhe kithi omunye nomunye, ukuthi thina njengexuku labantu singaba libandla likaNkulunkulu. Futhi kungase isikhathi eside esedluleyo ngangijayele ukukhwela, ngiyakwazi lokho, ubaba wami wayengumkhweli intshantshu enkulu, ngangijayele ukukhwela. Sasiselusa zona e-Arapaho Valley, kumbe ngitsho i-Troublesome River, ngangale kwe-Arapaho Range. I-Effort Association iyenza leso sigodi njengamadlelo, futhi kuleso sigodi abemapulazini balo tshani obuningi abangabukhulisa. Nxa ipulazi lingakhupha utshani obungalingananga ngetani, ungahambisa inkomo emadlelweni lawo phezulu ngaphansi kwe-East Park, lapho njalo ungahambisa inkomo emadle indawo yami enkulu yokuzingela phezulu le futhi ngelusela khona okomnyaka ngiyahamba futhi ngesikhathi setwasa lesebusika lapho ngiphiwe amalanga okungabi semsebenzini futhi lanxa ngisenelisa ngangikhwela ngisiya phendu ngisa izifuyo ukuthi ngibe phezulu nje ngoba ngiyathanda ukukhwela futhi ngisenyuka lokwehla epula leso sigodi kulaba mapulazi abaningi abale mvumo khonale lokudlisa inkomo zabo emadlelweni futhi ngesikhathi sentwasi isikhathi eziningi ngibasize ukuthi balethe inkomo zabo ndawonye futhi bazise khonale futhi kulothango lokwahlukanisa lapho abangeke belusele emadlelweni abanye besehla phansi eranch kuze futhi umnini ranch uya malapho ukuthi abale inkomo lezo nxa engena lapho zingena futhi sengake ngahlala amalanga amanele ehola ngehola ngibona umhlambi kamnu Grims ngena wayele Diamond Bar owethu wawi take it trip ukuthi babele tripod ngaphansi kwethu loka Jeffrey futhi lokunjalo lapho sengifake unyawo lwami njengoba abaningi benu isazi ngale kophondo besihlalo futhi ngihlale khona njalo ngibukele umnini weranch emilapho ebala lezinkomo ngananzelela into eyodwa azangathatheke ngomchiso owawukuyo kodwa kulento eyodwa ayekhangelisisa kwakuluphawu lwegazi kwakufanele ibe luhlobo sibili lweHereford kumbe yayingeke ingene ngale kothango lolu kodwa umchiso wawungela mehluko ongako futhi ngicabanga ukuthi yiyo indlela okuzabe kuyiyo ekwahlulelweni akayi kukhangela umchiso wethu kodwa uzakhangela uPaul egazi sengayenza amaphutha ambazalwane futhi ngayenza okuningi okuphambukileyo futhi nxa loba nini endleleni ngilethe kumbe lizwe okunye engabe ngakutsho kumbe ngakukhuluma okwaletha isikhubekiso esithile kumbe nxa ngikhulume okunye lamuhla ekuseni okulethe isikhubekiso ngiyakucela njengomfo wethu kumbe udade ongumkristu ngixolele angizimiselanga ukukwenza ngithulule kuphela kini inhliziyo yami ukuze libe kwazi nxa kuloku babhaptiza okufanele kwenziwe lina bazalwane likwenze lodwa bona lokhu angikwenzi nxa ngingakwenza yiyo indlela engingabhaptiza ngayo okufana lalokho njalo omunye wenu engakuthatha bona ngakho ungathatha umuntu babhaptizwe ebizweni likayise indodana lomoya ongcwele njalo babhaptizwe ebizweni lenkosi uJesu Kristu futhi ngakho nxa ngingabhaptiza oyedwa kodwa angikakwenzi okwamanje ngibhaptiza ebandleni lami kuphela ukuthi yibo abantu nje lapho ukuthi yiyo indlela abantu ababhaptizwa ngayo ebandleni lami futhi ungakhangela emuva yiwo umkhuba wendulo wamamissionary umkhuba omdala weMissionary Baptist futhi manje nxa yikho lokho ngiyakholwa ukuphiliswa kukamoya ngiyakholwa ekubhaptizweni kukamoya ongcwele ngiyakholwa kumoya ongcwele ngikhuluma ngendimi ngiyakholwa kusipho sonke uNkulunkulu asinikeza ebandleni lakhe ngiyavumelana lazo ngokupheleleyo kodwa ngiyakholwa angizwisani lokusiliswa okumangalisayo kakhulu esilakho kulezinsuku ngithanda ukutsho ilizwi lapho isikhathi esidlulileyo lapha kwakulo mzalwane futhi akusuye umzalwane wami oligugu Tommy Hicks engumbona njengenceku eqotho kaKristu kwakulenye indoda kwelinye ilizwe futhi kule lilizwe kwakule wayenje isikhathi sonke umsilisi kaNkulunkulu omangalisayo kakhulu umsilisi omangalisayo kakhulu uyazi kanjalo futhi ngathola incwadi emva kwendoda leyo isi ebandleni lamaLutheran kuthi unobhala wami lapha uyazi silakho kumafayili ngingeke ngibize ibizo lalindoda ngoba akufanelanga isikristu loba ngiphikisana lemqondo yalindoda kodwa kulungile ngempela ngiyamthanda ungumzalwane wami kodwa kwafika endaweni lapho okumele babe namadla buzani kumbe ukuzunguzwa kumbe okunye okunjalo bona kuthi lokhu akulunganga bona mzalwane ukuzunguza umzimba kwenza okuncane kakhulu futhi lumthumayeli webandla lamaLutheran walobela lumthumayeli incwadi futhi wathi lina bavangeli beMelika elizala wathi lokusiliswa kwenu okumangalisayo kakhulu kumuntu wonke futhi lokho kuzwakala ngani ngiyazibabaza kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi angikutsho ngaleyo ndlela kodwa wathi lapho lapho uDeborah Stadcliffe omncane esifa leyo ngane futhi lo nina wayemi lapho usuku lonke eIndi eCalifornia lapho leyo ngane yayifile khona kuthi isiqanda futhi ebona wabeka leyo ngane engalweni zikamfo wethu Branham njalo laye emikhonapho futhi emkhulekela futhi leyo ngane yaqala ukumemezela futhi ekhahlela njalo wayinikeza kuye yena wayesazi njalo udaba lwaseMexico lona esingasekela okwajiwoyo ngabefu gospel businessmen ufanele ube lolutho olwajiwoyo ngudokotela lapho leyo ngane yeMexico isifike ekuseni lokhu ngehola lesificamunwemunye futhi leli kwaso kuyihola lejumi lanye lobo busuku udokotela waloba istatement sakhe wathi mfowethu Espinosa iningi lenu bazalwane be-Assemblies of God liyazi nguye owathola istatement esivela kudokotela ukuthi ingane yayifile futhi ngasengibona umbono phezu kwabantu lapho abantu abayizinkulungwane ezingamajumi amabili bamakatolika beza kuKristu edolobheni leMexico ngathi ungaze wakuthatha lokho nje angikwazi leyo ngane ngibone umbono nje lapha phandle futhi uBilly wayekhona lapho ezama labancedisi abangamajumi amathathu kumbe amajumi amane babengenelisi ukumgcina emzileni womkhuleko laleyo ngane wayegijima phansi kwenyawo zabo lakho konke ngakho ke ekucineni ngathumela uJack Moore phansi ngathi hamba uyoyikhulekela ngakhangela phandle le futhi ngabona ingane yesMexico ibobotheka ngathi mana okomzuzu ilethe lapha bona futhi ngathi ngifaka izandla zami phezulu baleyo ngubo lalithululeka nje izulu suku lonke futhi babemi lapha kusukela ekuseni kakhulu njalo kwasekulihola lejumi lanye lobo busuku futhi ngafaka izandla zami phezulu kwengane encane yaqala ukukhahlela lokukhala njalo baqalisa ukumemeza ngakho bayithatha futhi bayathola istatement bahamba kudokotela futhi udokotela wathi ngimemezele ukuthi ingane ifile ikuseni ngehola lesifica omunye omunye ife ngesihlabu bona futhi ngakho ke lezo zinto ziliqiniso zingama statement kufanele kube njalo kufanele sihlale sithembekile futhi siqinisekile ngakho konke ungakwenzi kube loba yekele kube yilokho okuyikho yekele uNkulunkulu kading usizo kulaloba ikuyini yabo unguNkulunkulu ngakho lokho wakutsho manje kodwa lumama ebiza umfowethu Branham eMelika ekhala efonini buya ngapha uzovusa ingane yami ukuthi uhulumende weUnited States indoda yakhe ingumfundisi webuthweni futhi lonke liyamazi uJulius in England liyamazi waloba ibhuku lami umprophet wethekela iAfrika futhi lo mama omncane ohawulayo weNorway ememezela phezulu kwephimbo lakhe wathi mfowethu Branham bengimi lapho leyo ngane lapho ivuswa ekuphileni wathi siyakukholwa ukuthi uyinceku kaKristu wathi woza ubeke izandla zakho phezulu kweyingane yami njalo izaphila ife nje okomzuzu owodwa kumbe embili ngesihlabo ibigula okwamahola angaba mane amahlanu futhi la madoda abekhona lapho ememezela nokuklabalala futhi bese phezulu la phansi besithi uNkulunkulu uzayivusa uNkulunkulu uzayivusa njalo wathi ngalokho eyasemelika indiza kumbe hatch indiza yasemelika ibutho leUnited States laliza iphaphisa ngendiza mthina futhi lingiphendukise ngosuku lunye bona futhi ngathi ngingakezi kahle ngifumane intando yenkosi ngakho ngakhuleka amalanga amabili futhi lo dokotela wayelunge sibili ukuthi avumele ingane ilale lapho ngakho enye ikuseni ngavuka njalo ngaqala ukuhamba ngisiya emkhulwini ngakhangela ngimi lapho phezulu kwakuyikukhanya okulingana lesibane lesiya kubhoda bhoda wathi ungakubambi lokho ungakukhalimeli lokho leso isandla senkosi ngagijima ngibuyela muva njalo ngachayela ucingo isizwe futhi ngachayela ucingo futhi ngathi angenelisi ukuza futhi lo umthumayeli wamaLutheran wathi kungani ungalindi uthole isinqumo esiqunywe kahle esivela kuNkulunkulu njengokwenza umfowethu uBranham futhi ngakho ubekwazi okukhuluma ngakho manje yikho lokho bazalwane nga singasoze sigijimele ukuthi sithi yikho lokho njalo silinde futhi sithole esikhanyayo isinqumo esiqunywe kahle sivela kuNkulunkulu futhi konke lokho ukusilisa izoni ezingazi lutho ngoNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi ukusiliswa kukamoya kusekelwe esibisweni ukuthi kufanele uze kuNkulunkulu futhi unikele inhliziyo yakho njalo lihlanze impilo zenu egazini likaJesu Kristu futhi ke uNkulunkulu uzakusebenza lawe futhi akusilise njengokutsho komzalwane lo mayelana ngowesifazane omncane ayekhulekele phansi le ongcwele kaNkulunkulu uyabo empilweni yami ngenza amaphutha amaningi ngenza izinto eziningi ezingalunganga Giza mhlawumbe nxa ngingaphila isikhathi esithi ngizakwenza amane. Mhlawumbe amanye akhona aza kuba isikhubekiso endleleni yenu. Yathemba ukuthi ngizangithethelela. Nga ngifunda ngoAbraham ukuthi ukudideka ayelakho. Ukuthi yena wa mina bo izinto azinzayo wathandabuza uNkulunkulu futhi waqamba amanga ngomkakhe futhi lakho konke. Kodwa isibabazo sakhe sikamoya silotshwe kwabaseRoma 4 akuzange kuqanjwe amaphutha akhe. Kodwa wathi uAbraham kazange athandabuze ekungakholweni nguNkulunkulu kodwa waqinga. Wonke amaphutha akhe akhohlakala ngawo lapho isibabazo sempilo yakhe salo ukudideka kwakhe akuzange ukukhulunywa amaphutha akhe akazange abaliswe futhi bazalwane ngiyathemba ukuthi nxa isibabazo sami nxa sifundwe ngalolu suku ukuthi uzakwesula awami futhi engasoze acabange ngawo futhi ngiyathemba ngiyakwenza njalo uNkulunkulu alibusise.
I think that we can say this morning, sum up everything that's been said with these words, Christ in me, the hope of Lord. Say it again, Christ in me, the hope of Lord. There's ins and outs and overs in the life of every man. I'm not going to speak. I have a message. I believe that everything has been said and should have been said. My heart is stirred this morning. I believe that for many of us, some things have been cleared up. And we'll go deeper up. Make us better men and women of God. Dave Ruth was known as the home run king. But did you know that Dave Ruth was also the strikeout king? He struck out more times than he ever made home runs. He struck out 1,370 times. He only made 850 home runs. But every time Babe Ruth struck out, he went back to the dugout and the old umpire hollered, "You're out!" He went back to the dugout and he picked up the bat and pointed over to the home run. And always said, "I'll be the guard of the bat." There's nothing wrong in striking out, but remember, pick up the bat. Say it again, please. Christ in me, the hope of glory. It's everything.
Yes.
It's everything.
That's right.
It's everything.
Everything.
Yes. Hallelujah.
Amen.
We reach the point. How many times have I been to have been called by you? Not long ago, thankful and how grateful we are that we can say from the very deep of our heart and the deep of our soul, Christ in me, the hope of glory. Oh, Jesus, put your loving arms around every man and every woman, and may our vision and our sight be raised higher than the things of this world, that we may see Christ and others may see Christ in us. Lay your hand upon each one of these of thy servants.
Grant it, Lord.
And may as we go out of this place this morning, that we will determine to see nothing save Christ only.
Amen.
That grant it. Nothing within each other. That we know the job is, there's such a big job to be done, Jesus. There's such a great harvest to be reaped.
Yes,
oh, Lord. Help us, Lord,
yes,
that we'll join hands together.
Grant it, Lord.
And sweep across the land.
Yes, Lord.
Hallelujah.
When the lost and dying,
yes,
I want you to lift your hand and just praise the name of our Lord Jesus Christ. Praise him, praise him.
Thank you, Lord.
Nga ngingabona lokho kusenzakala emhlabeni wonke ngingathi Nkosi yekela inceku yakho ihambe ngokuthula.